Let's bow our heads just a moment.
Kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Baba osezulwini othandekayo, silokubonga ukuthi silapha lobu busuku. Thina silokubonga ukuthi siyazi ubukhona bakho bulapha kanye lathi.
Now we pray that you'll minister to each one of us as that we have need.
Manje siyakhuleka ukuthi uza kukhonza komunye lamunye wethu ngesidingo esilaso. Siyakucela ebizweni lika Jesu. Amen. Hlalani phansi. Kuzwakala kukuhle nje ukuba lalawa ama microphone esebenza. Ngibe lusizi kakhulu ukungathi ngiphazamise lokho izolo. Umbiko ebengifuna ukuthi liwuthole kabi.
And I want you to be sure to see that this
futhi bengifuna ukuthi libe leqiniso ukukubona lokho. Kuyisigxiliso esilaso, asigxiliswa ngebandla. Sigxiliswe kuKristu, uyabona. Yena uyileyo ndlela kuphela, uyindawo kuphela yokuphephela, indawo kuphela uNkulunkulu abeka khona ibizo lakhe. Futhi uNkulunkulu wathi uzahlangana labantu endaweni akhetha ukubeka ibizo lakhe. Hathi kuloba yiliphi isango, kodwa esangweni alikhethayo, futhi kuleyo ndawo uyahlangana labantu, futhi lapho kuphela. Futhi siyafumana ukuthi uNkulunkulu kafakanga ibizo lakhe loba ngapi kodwa endodaneni yakhe uJesu Kristu njengoba indodana ihlala ithatha ibizo likaBaba. Futhi manje uthi awu lokho kusebenzani lamuhla munye ngamunye uthi ngikuJesu uyilizwe ukuthi ekuqaleni lalikhona ilizwe njalo ilizwe laliloNkulunkulu futhi ilizwe lalinguNkulunkulu ilizwe lenziwa laba inyama futhi lahlala phakathi kwethu njalo kulotshiwe futhi kusambulo isahluko 19 lapho simbona esiza umlobokazi lomyeni isambatho sakhe sigqanyuzwe egazini ibizwe lakhe lalibizwa ngokuthi ilizwe likaNkulunkulu uyilizwe likaNkulunkulu futhi lokho yikuthi ungamandla aphilisayo ungumoya ongcwele uyilokho amandla okuhambisa abuya kokuhleliweyo amazwi lokho okukwenza kuphile futhi konke kufanele kusebenze ndawonye kungenjalo akusoze kusebenze kufanele kuthathe iBhayibheli lonke uKristu wonke ivangeli eligcweleyo ngifuna ukuthi kuleliqula engalibukelayo kutelevision ubusuku obedluleyo ngisazi ukuthi laliza kuba likhona futhi ngalibukela ngifuna ukubabaza laba abazalwane labo ababe kulelo qula ubungcwethi obungaka bokuphendula imibuzo futhi ngiyachothoza sibili yazi kungenani kodwa kwakungela lutho lokuchothoza lapho bekuqotho impela futhi ngakingavumelana lapho amaphesenti alikhulu ngiyabonga amen zona impendulo zazichaya khona enhlokweni impela ngakuthakazelela lokho ngifisa kuphela ngangile filimu ukutshengisa ebandleni lami ngekhaya bekukuhle sibili futhi ngilokubonga sibili ukwazi ukuthi uNkulunkulu usebenza phandle kwezinye izibanga ngaphandle kweqembu lethu lePentecostal futhi bathatha amadoda lezo mbewu zikaNkulunkulu leyo ebilele phandle lapho yonke iminyaka elindele ukukhanya kukhanye phezu kwazo futhi njalo kusipha isixwayiso bangani ukwazi ukuthi uJesu wathi lapho lintombi eleleyo isiqale ukungena ukuthenga amafutha kulapho umyeni esiza.
So we can see by that when we see the Episcopalian Presbyterian
ngakho siyabona ngalokho lapho sibona iEpiscopalian Presbyterian Methodist Baptist Lutheran bengena ukuthola amafutha khonake kwakulihola umyeni abuya ngalo asikhumbuleni lokho. Angikaze ngibe nobhili indodana yami ukukhuluma okunjalo kimi njengalokho akwenzileyo isikhatshana esincinyane esedluleyo. Wathi, baba, angikutsheli okokwenza, angitsho ukukuthabisa loba ngani. Kodwa wathi, baba, loba kuyini okwenzayo, beka isikhathi sakho sonke kubo abantu abagulayo. Wathi, angikaze ngibone abantu abaningi kangako abagulayo. Wathi, ngiphe amakhadi amakhulu amabili njengesikhatshana kumbe ezimbili. Wathi, kulabantu abaningi kangako abagulayo. Uyakwenza ngokungavamile sibili ukungitshela lokho. Futhi ke ngize lobu busuku lamanothi abhalwe phansi lapha futhi lokubabaza phezu kokwahlulelwa okuzayo futhi ngisazi ukuthi sihlezi lapha lobu busuku lolaka lukaNkulunkulu ludlukuza ngaphansi kwethu futhi masinyane uza kukuthanyela futhi sisazi ukuthi ulaka lukaNkulunkulu lulindele ngesikhatshana nje uza kuthiwo kuzabe sekuphelile kokwaba izigidi futhi ngisazi ukuthi enhlizweni yami futhi ngisazi ukuba kunjalo futhi ke sibona abaningi abagulayo befuqa lokudonza futhi ngacabanga lobo busuku iningi labo ngamaKristu futhi mangithi kulokhu lina bantwana bakaNkulunkulu loba yini okwenzayo yekela yonke into ihambe honza uNkulunkulu imini lobusuku ngenhliziyo yakho yonke wena uyezwa kulenye into ephambanisekileyo uyakuzwa lapho uhamba ezitaladeni uya nje futhi loba ngaphi lapho oya khona yazi nxa ungokamoya futhi ngiyakwazi liyibo futhi bengikhuluma endodeni umfowethu Stromi angazi loba uthoni ulapha kumbe hachi yena waye uthoni salame hachi ngithole uthoni ongayisuye hachi lowo nguthoni ongayisuye lowo nguthoni wethuso ngubani ibizwe lakhe Stromi ngiyazi ngusalami Stromi kumbe okunye ngithola konke esitolo sakhe ngolunye usuku kwakulendoda eyangenayo kwakumangalisa sibili wayekhuluma olunye ulutho olwaphendukisa umkhumbulo kimi lapho isikhathi sokugcina ngise-India lapho ngicabanga inkosi yasinika ixuku elikhulu esake saba lalo ngesinye isikhathi kwakuseBombay sasingenelisi ukuthola indawo loba ngaphi yokubabeka khona amachumi ezinkulungwane lezinkulungwane zabantu futhi nje andukuba sifike lapho kwakule phephandaba elatolikelwayo awu kwakuyi-India yilizwe elisebenzisa inlimi ezimbili kwakuliphepha lesingisi futhi lathi awu ukuzamazama komhlaba kufanele kube sekuphelile inyoni ziyaphapha zibuyela emakhaya azo ezidlekeni zazo insuku ezimbalwa ngaphambi kokuzamazama komhlaba kusiza lokho kwadabulela phansi intango lezinto inyoni ezincinyane zizifumanela indawo yokucatsha emadwaleni futhi zakhe izidleke zazo futhi emini kumbe phakathi kosuku lapho ilanga lichisa sibili inyamazana zonke zima ngasemadwaleni lawo ukungena emthunzini futhi okwensuku ezimbili inyoni zahlala phandle ezihlahleni zazingabuyi ezidlekeni zazo futhi insuku ezimbili inyamazana izimvu lenkomo azibuyanga ngalapho emini kumbe ukuze bhodabhoda ngakuleyo miduli zahlala phandle emasimini futhi zeyamana enye lenye ukuthola umthunzi khona-ke khona kanye ukuzamazama komhlaba lokho okwanyikinya imiduli futhi kwadilizela phansi izakhiwo futhi bona nxa lezo nyoni ezincinyane zaziphakathi lapho zazibhubha nxa inkomo zazingabe zimile ngaphansi kwayo lezimvu zaziyakufa uNkulunkulu exwayisa imvelo insuku ezimbalwa ezedluleyo phansi esitolo sikamfowethu Thoni ngangilalele emuntwini lapho owathi lapho lokhu kuzamazama komhlaba kuthatha indawo e-Alaska wayegola inhlanzi kulokho esikubiza Stony Point eMexico futhi wathi inyoni zazingadli le nhlanzi zazingadli kwakulento embi futhi khona kanye ukuzamazama komhlaba kwenzakala futhi ngolunye usuku lapho lokho kusenzakala khonale e-India kumbe loba yini okwakuyikho wathi wayegola inhlanzi njalo wacabanga awu uyamangalisa inhlanzi lezo zidla phoselesi isikhathi akula ngitsho igagasi emanzini loba ngaphi amanzi athule nje isikhathi esipheleleyo okwenhlanzi ukuthi zidle kodwa kazizange zidle futhi zonke inyoni ezivame ukuba phandle ngale inyoni zasekhunjini lolwandle zidobha le nhlanzi lezinto konke kwakuhamba-hamba okhunjini zibuthene ziqamelene ngesikhatshana esimbalwa utshanyana lwaselwandle lusuka phansi lwaqala ukuqubuka phezulu njengalokho ukuzamazama komhlaba kwakwenzakele nganeno kulunye uhlangothi lomhlaba bona zona inhlanzi zabakwazi ukuthi kwakulenye into embi enye into yayilungiselela ukwenzakala lezo nyoni zazisazi okufanayo ngeqiniso nxa uNkulunkulu enika inhlanzi lenyoni ukudalula kakhulu kanganani ukuthi anike abantwana bakhe siyakwazi ukuthi sisesikhathini sokucina futhi ukwahlulelwa kulindele ngakho asihlonipheni sibili balekelani uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke o Kapenawume wena owaphakanyiselwa ezulwini uzalethwa phansi esihogweni futhi lamuhla ulele ngaphansi kombheda wamanzi khumbulani nje futhi likhuleke manje lobu busuku ngifuna ukubala indawo lapha embhalweni okwesikhatshana nje esilutshwana siza kukhulekela abagulayo uBilly uthe unikeze inqumbi lamakhadi omthandazo futhi wanikeza amanye izolo futhi angifikanga kuloba yiwaphi ubusuku obedlileyo futhi ngamangala lapho umoya ongcwele usubuyile kuyi nje awungeke ukwenze kusebenze kunjengegiya elincinyane uyazidonsela egiyeni nguwe lo owenza lokho kusetshenziswa kukamoya ongcwele hathi mina uyakwenza lokho wena ngokwakho ngakho mina ubusuku bayizulu ngananzelela lasekudaluleni akuzange kubambe kuhle abantu nje Abakhangelekanga bethatheka kukho ngikufumene lapha isikhathi esilutshwane esedluleyo kukhangeleka sengathi kungaba kumbe kungayisikho lapho ngikhuluma nje ngibeka izandla phezu kwabagulayo bayakwazi kumele sinanzelele ukuthi phakathi kwethu sikuphiwe thina esikholwa uJesu Kristu futhi sizelwe ngokomoya wakhe futhi sigcwaliswe ngalawo mandla aphilisayo lawo mandla aphakathi kwenu ngokubeka izandla kwabanye njengalokho abafundi abakwenzayo futhi phansi esikhathini impela kwasilisa abagulayo kwavusa abafileyo kwatshengisa imibono iziprofetho futhi wona kanye umoya ofanayo owaphila phakathi kwabapostoli uphila ebandleni lamuhla usebenza yona kanye into efanayo futhi ngokuphangisa sikunanzelela lokho bona kungela ndaba ukuthi kusebenza okunganani kumele ukunanzelele lokho futhi ukholwe lokho akusoze kwenzela kunye okuhle uze ukukholwe kodwa ngesikhathi ukukholwa inhlupho zakho ziphelile lokho kuliqiniso manje kasivuleni embhalweni bengihlezi phandle lapho isikhatshana esincinyane esedluleyo ngabhala phansi eminye imibhalo ukuntshintsha indaba yami okobusuku futhi ngifuna ukubala eminye kuvela elizwini likaNkulunkulu okuvela ebhukwini likaLuka ongcwele isahluko 80 ngiqala ngendima 40 lalelani manje ngizabala okude Wathi lapho uJesu esebuyile abantu bamamukela ngokuthokoza ngoba bonke babemlindele akusoze kube yisimilo esihle ngombuthano lobu busuku njalo khangela kwafika indoda uJairus ngebizo futhi yona ingumphathi wesinagoge futhi yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu futhi yamncenga ukuthi angene endlini yayo Ngoba yayilendudakazi eyodwa kuphela eyayingaba leminyaka elithumi lambili ubudala futhi yayilele isifa kodwa lapho ehamba abantu bamcindezela lowesifazana oyelomopho wegazi okweminyaka elithumi lambili echithe konke okwempilo yakhe kube laphi engela kusiliswa langubani wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wesembatho sakhe njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe futhi uJesu wathi ngubani ongithintileyo wathi lapho bephika bonke uPetro wathi lababelaye Nkosi iqhuku likuminyanisile likucindezele kodwa uthi ngubani ongithintileyo uJesu wathi kulomuntu ongithintileyo ngoba mina ngazile ukuthi amandla aphumile kimi Futhi lapho owesifazana ebona ukuthi kafihlakalanga weza ethuthumela futhi wawa phambi kwakhe futhi walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinte ngesizathu bani lokuthi uhle wasila njani futhi wasesithi kuye ndodakazi mana isibindi ukholo lwakho lukusindisile hamba ngokuthula futhi lapho ekhuluma lapho othile omunye wabuya evela endlini yomphathi wesinagoge esithi kuye indodakazi yakho isifile ungasahluphi umfundisi kodwa lapho uJesu ekuzwa wamphendula wathi ungesabi kholwa kuphela njalo izasindiswa futhi lapho esefikile endlini kavumanga ukuthi kungene umuntu ngaphandle kukaPetro uJakobe loJohane loyise lonina wendodakazi futhi bakhala bonke beyililela futhi wathi lingakhali kayifanga kodwa ilele futhi basebemhleka usulu besazi ukuthi ifile kodwa yena esebakhuphele phandle bonke futhi wabamba isandla sayo futhi wabiza indodakazi esithi ndodakazi vuka futhi wasubuya umoya wayo yasivuka khona lapho waselaya ukuthi iphiwe ukudla futhi abazali bayo basebemangala kodwa wabalaya ukuthi bangatsheli muntu okwenzakeleyo manje kasikhulekeni baba othandekayo osezulwini lapho sibala leli lizwi siyakwazi ukuthi liqiniso lokhu kwenzakala ayisiyo ndaba eyinganekwane esingayibala mhlawumbe ephephandabeni kumbe ibhuku lezinganekwane kodwa lokhu kuvela ebhukwini esilaziyo ukuba yilizwi likaNkulunkulu siyakukholwa ukuthi kwenzakala siyakholwa ukuthi luJesu owenza linto elodumo izehlakalo ezimbili lapha owesifazana owayelomopho wegazi lomntwana ofileyo siyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo futhi wamnikela kithi lobu busuku ebuntwini bukamoya ongcwele futhi siyakholwa ukuthi ulapha kanye lathi lobu busuku futhi sikholwa ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini uzwelo lwakhe lwafinyelela phandle ebantwini futhi lapho abantu befinyelela kuye impumela efanayo eyaphiwa kulolo suku izaphiwa lolu suku siphe khona njalo baba ukuze sibe lugcobo olutsha njengomfowethu Shakarian ecela ngokuqinisekileyo sibili isikhatshana esedluleyo futhi wacela umbuthano wokukholwa
Asking again in the name of Jesus.
Siyacela njalo ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Ngifuna ukukhuluma okwesikhatshana esincinyane nje. Futhi lokho kuza kuba isikhatshana esincinyane ngoba ngifuna ukuthola abantu abalamakhadi okukhulekelwa phezulu lapha. Futhi ngibakhulekele. Futhi ngiseqa loba yini enye into. Kodwa ngikhulekela nje abagulayo. Kodwa ngaphambi kokukhulekela abagulayo, kumele singenise abantu kuleso simo sengqondo. Kuyisimo sengqondo esiletha impumela izikhathi zonke. Isimo sengqondo osithatha kuNkulunkulu nangu umfazi owathinta isambatho sakhe wasiliswa olomopho wegazi isotsha lakhafulela ebusweni bakhe futhi labeka umqhele wameva ikhanda lakhe futhi alizwanga amandla kuyikusondela kwakho kukho isimo sengqondo yikho lokho okukuthathayo futhi yikho lokho okuyikho lobu busuku mngane othandekayo kuthatha isimo sengqondo sikhona futhi siyakholwa ukuthi sikhona ebukhoneni bukaJesu Kristu kodwa isimo sakho sengqondo esiletha impumela ukuhlelwa kulapha kanjalo lamandla okuhambisa Nga ungenelisa ukuqalisa nje uNkulunkulu uzakwenza okuseleyo. Manje lesi sifundo engifuna ukukhuluma ngaso okwemizuzu emilithwana yilesi ukuqinisa ilizwi lakhe. Manje leyo yinto enkulu ukucabanga ngalokho ukuqinisa ilizwi lakhe. Manje uNkulunkulu uyenelisa nje ukuqinisa ilizwi lakhe lobu busuku njengalokho wayehlezi eliqinisa futhi iBhayibheli njalo lathi Sholisisani zonke izinto libambelele kulokho okulungileyo manje lezwa kungela kuthandabuza lezwa isaga esidala kuqinise ngiza kukholwa kodwa lokho akubambi kuliqiniso izikhathi eziningi ngabona izinto eziningi ziqiniswa ezaziqinisiwe ngoqobo ngokwesayensi futhi kunjalo abantu abazange bakukholwa loba kunjalo ngangikhuluma lendoda lapha kungasikude Sasikhuluma ngokusilisa kukaNkulunkulu wathi ngingeke ngikukholwe ngilandaba lokho okuzakwenzakala ubufakazi obunganani ongabutshengisa ngakho ngilokhu ngingakukholwa awu ngiqiniso kungelandaba lokho ozakwenzela leyo ndoda ulahlekile angeke akholwe akula lutho kuye ukuthi akholwe ngaba nje lesehlakalo esincinyane lapha okungaba iviki edlileyo njengoba lonke lisazi ukuthi ngiyazingela futhi lapho ngiphenduka ngivela emhlanganweni wami Bengizingela isilwane futhi ngemva kokungena eArizona kuhle ngiyathanda ukuzingela inyamazana ezinkulu futhi ngiyathanda ukungena phakathi kwemvelo futhi ngiyikhangele manje kangisombulali ngiyazingela nje ngakho angithandi ukuchitha inyamazana angicabangi ukuthi kuqondile ngicabanga kuyisono nje ukubulala inyamazana lapho ungayisebenzisi futhi ungayikubali isizathu sokuyisebenzisa njengokuba ubulale loba yini ngiyakholwa akulunganga akufanelanga sikwenze lokho uNkulunkulu wasinika okokudla lezizathu futhi akufanelanga sizicithe kodwa manje lokho umthetho okuchoyo uthi ungathatha kulungile lingakudlalisi nje futhi mina phansi khonale isikhathi siphanje kuyo yonke enye into izilwane zibulala inkomo ezineni futhi ngiyazi abagcini benkomo abaningi phezulu elizweni futhi sonke isikhathi bengabulala ngani vaya ngibiza lapho isilwane singena phakathi kwezimvu umngane wami othile ngobunye ubusuku walahlekelwa okungaba ngamadola angamakhulu amachumi amathathu lanhlanu ngobusuku bunye ngesilwane esisodwa sibulala nje amawundlu zangena futhi yebo ezinye zonke izilwane zizamele zibhadalele isono sakhe futhi ke ngasithola isilwane futhi ke kwakuyisilwane esikhulu kakhulu lobude obungamafidi ayisifica munwe munye futhi sisinda ukungaba kubili lokunye ngakho zasi isilwane esihle esikhulu futhi ke ngasengihamba ngisuka elizweni leArizona phezulu eUtah ukuyazingela futhi ke ngatshelwa ukuthi kwakulabantu phezulu lapho ukuthi indoda engangiza kuzingela layo yayingumthika hulumende futhi bakithi lingakhulumi loba yiluphi ulutho mayelana ngenkolo phansi kwakhe wathi wayengumfo olukhuni sibili futhi ngathi awu ngatshela indoda engangihamba layo ngathi angisoze ngikukhulume wathi ungathi mchumayeli nga ungakwenza awusoze uthole ukuyazingela angeke akuthathe wathi ngazingela laye insuku ezintathu futhi ngalala laye ubusuku nobusuku ngadla laye insuku nensuku futhi kazange nitho athi amavuko amahle ngabe unjani na ufuna enye into yokudla na gezisa imiganu ngitsho ulutho wathi manje ungakhulumi lutho njengakho ngathi kangiyikukhuluma ilizwi ngakho angizange ngimtshele ukuthi angisoze ngikhuleke kodwa ngaqhubeka nje ngimtshela ukuthi Futhi ngiyakhuleka. Ngakho lapho sesifike phezulu khonale, indoda yayilesimilo esilukhuni sibili, futhi angizange ngicabange ukuthi wayekholwa loba yiluphi ulutho. Futhi wayelahlekelwe nje ingane ubusuku obulutshwane ngaphambili kwalokho, ingane eyazalwa ifile. Ngakho sahamba ukuyazingela. Futhi ngosuku lwesibili, indoda engangizingela layo yayimtshelile yathi, ngizingela yonke indawo elizweni. Ngakho lapho omunye umzingeli owayelami esehambile, sasikhonale phezulu kweziqongo, lapho esagijimisa khona isilwane nje. Saze sasingenisa emadwaleni, futhi wayesehambile. Futhi ke sasihlezi lapho silindele inja ukuthi iphenduke. Futhi lindoda yathi kimi, wathi, omunye umzingeli umngane wakho ungitshela ukuthi uyazingela indawo zonke. Ule mali eningi na? Wathi, ngithemba akulani lami. Futhi ngathi, hatshi, ngathi, ayisiyo mali eningi, ngathi, ngiyaxhaswa. Futhi wathi, oh, ngiyabona, wathi, aw, ngithemba akulani lami njalo. Kodwa wathi, ngabe ule nkampani ekuxhasayo na? Wayekudonsa phakathi kwami, ngathembisa ukuthi angisoze, bona. Ngakho, ngathi, yebo, ngathi, hatshi mnumzana, ngingumtshumayeli, ummishinari. Wathi, ini? Ngathi, ummishinari. Futhi wasukuma nje, futhi wangikhangela okwemizuzu emilutshwana. Ngathi, ungabe ule themba lempilo ngemva kwaleyi na? Liyini ithemba lakho? Wathi, ngiJack Mormon. Futhi ngathi, ini? Wathi, iJack Mormon. Ngathi, luhlobo bani lolo? Wathi, lolo olufungayo, futhi lunathe ikofi, futhi lubheme igwayi. Ngathi, aw, ukuvuma okuthembekileyo, kuhle emphefumulweni. Futhi ke wathi, ngifuna ukubuza enye into. Wathi, ngiyatshelwa ukuthi ibandla leMormon yilo kuphela ibandla leqiniso elikhona. Wathi, uyakukholwa lokho na? Ngathi lapho kusiza emabandleni, ngithemba liyafanana lamanye alo. Ngazi kuphela iqiniso linye, futhi lo nguJesu Kristu. Ngathi, ngiyazi ukuthi uliqiniso. Aw, wathi, ngilengane ezelwe ngobunye obusuku, izelwe ifile. Wathi, ngiyatshelwa ukuthi lingane ngenxa yokuthi izelwe ifile. UNkulunkulu kazange aphefumulele umoya wempilo kuye, ukuthi angisoze ngiyibone njalo. Wathi, ucabangani ngalokho? Aw, ngathi, awusoze njengoJack Mormon. Ngeqiniso awusoze, yinto eyodwa silili. Awusoze uyibone ingqe uhlala uyiJack Mormon. Futhi wathi, aw, wayelokhu engifuqa, ngakho ngamfuqela emuva kancinyane, uyabona. Sasile sikhathi sokufuqelana emuva. Ngakho wathi, ngathi, kuyini uhlupho? Wathi, oh, angazi. Futhi wathi, aw, kuyini okucabangayo? Ngathi, ngijwayelane labanengi abahle. Angizange ngibe kwazi ukuthi wayengumomoni, futhi sibili. Ngiyazi, khona kuse-Utah, mhlawumbe kwakunjalo. Kodwa ngoba abantu abanengi phezulu khonale ngamamomoni, eSalt Lake City. Lapha kwakungasikho eSalt Lake City kungenani. Ngakho ngacabanga, aw, ngake ngaba labangane abahle bamamomoni besemizileni yemikhuleko, abantu abahle. Futhi ngathi, sengahlangana lenye indoda enhle sibili, abangamamomoni. Futhi wathi, aw, wathi, ngathi, angiyazi imfundiso yabo ngalokho. Futhi ngingeke ngithande ukutsho olunye ulutho oluphambene lemfundiso yabo, ngoba yikho lokho oyikho. Futhi ngiyakuhlonipha lokho kakhulu. Futhi ngathi, aw, lawe uyakukholwa lokho. Wathi, yebo mnumzana, ngiyakwenza, kodwa wathi, angiphili kukho. Ngathi, aw, ngiyakholwa ukuthi iBhayibheli liyafundisa ukuthi uNkulunkulu wayeyazi leyo ngane izigidi zeminyaka edlileyo ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Ngathi uNkulunkulu watshela uJeremiya ungakabunjwa esiswini sikamama wakho ngaphambi kokuba uphume esiswini. Ngakwazi, ngakungcwelisa, futhi ngakugcoba umprofethi ezizweni. Ngathi, yikho ayekwazi ngakho, bona. Wathi, aw, wathi, ngiyabonga. Waqala ukwehla phansi oqaqeni, futhi ke wahlangana lalumfo, futhi wathi, kungani ungangitshelanga ukuthi lo umfo wayengumtshumayeli? Futhi ke thina wakhuluma laye kancinyane, futhi waqala ukumtshela ngemihlangano. Manje amamomoni akholwa isiprofethi, kanye kungaba kungela loba umunye lapha, kodwa bona bayakholwa yisiprofethi. Kodwa ngakho mhlawumbe ngikhuluma ngaphandle kwesikolo, kodwa yebo, kodwa kungenani, bayakholwa. Futhi uthi waphenduka kimi wathi, ngiyazwisisa ukuthi ungumprofethi. Ngathi, hatshi mnumzana, ngathi inkosi ingitshengise izinto ezintutshwana eziza kwenzakala. Futhi wasuka khona kanye, wathi, asingene phakathi. Futhi wangena emotweni yakhe, futhi wehla phansi idolobho lakhe elincinyane lapho ayehlala khona. Ngomzuzwana ombalwa, wayengasabonakali. Sasilungiselela izinja, ukuthatha okunye ukuzingela khona emva kokudla kwemini. Futhi lapho sesikwenza, ngani, wasuka wahamba ngemota. Ngomzuzwana ombalwa, ijaha elincinyane elikhangeleka lilihle laphenduka, elingaba iminyaka elithumi lesikhombisa ubudala, indoda ekhangeleka ngcwele, umKristu oyindoda ethambekileyo. Wathi, lo ngumfowethu. Wathi, akasuye umJack Mormon, ungumMormon oqotho. Ngathi, unjani ndodana? Futhi wathi, ngiyazwisisa ukuthi umfowethu uyangitshela ukuthi ungumprofeti. Ngathi, hatshi mnumzana. Ngathi, akusikho ukuthi ngingumprofeti. Ngathi, inkosi ingitshengise izinto ezizakwenzakala. Wathi, ngihlatshiwe engalweni yami khona manje. Ngimele ngibe setafuleni lokuhlinzwa. Wathi, kodwa umfowethu ungitshele lokhu. Futhi ngathi, nxa lokho kunjalo, kangidingi ukuhlinzwa. Wangikhangela khona nta elihlweni, ukukhangela okuthembekileyo, okuqinisekileyo, lokupheleleyo. Wathi, wena beka izandla zakho phezu kwami, nxa izinto lezi zinjalo, kangisoze ngidinge ukuhlinzwa. Wahamba ngekhaya ephilile. Lumzalwane umngane wami ongumKristu ubezingela lami ovela ePhoenix wathi kimi, wathi, abanye babafana laba bahlezi khona lapha manje, omunye wabo ngiyakwazi ukhona lapha, sahamba ekhaya. Wathi, mfowethu Branham, nxa inkosi ingakutshengisa umbono futhi ikwenze utshele lawa amamomoni nje lokho okuzakwenzakala, lokho kuzakwenza ngoba bakukhangelele. Ngakho ngakhuleka, futhi endleleni yami ngibuyela ngekhaya, ngangisiza phezulu, ngomvulo olandelayo, ngesonto, kungaba lihola lethumi nta, ngangimile ekamelweni ngemva kwebandla lokho kuza, futhi ngikhangele phandle, futhi ngabona amalayithi ebanika, kumbe olunye uhlobo lwelayithi libanika, futhi ngabona isilwane, esasisesihlahleni, futhi sasisincinyane kakhulu kimi, ukuthi ngisidubule, ngangingasifuni, futhi kwakulomunye owasidubulayo, futhi lapho sebekwenzile, basidubula ngombhobho omkhulu kakhulu, wasivuthuza isilwane, angizange ngithakazelele indlela okwenziwa ngayo. Lapho ngifika phezulu ePhoenix, ngatshela umfowethu Dawson lokho, lomfowethu Mosley, ngiyazi ulapha, ngambona ngolunye usuku, kwenye indawo lapha, futhi wayesiya phezulu lami, yena lomkakhe. Futhi ngathi, likhangele libone, lokho kuyi icho kanje inkosi, kuza kwenzakala ngaleyo ndlela. Ubusuku obune ngisalinda, obune kumbe obuhlanu ubusuku, sasizingele, kumbe izinsuku, akuvamanga ukuthi ukhwelise isilwane, isihlahla ebusuku, kwenzakala ukuthi, sisiza ekhaya, wakhulula izinja lumzingeli lumfana ongumomoni. Futhi isilwane sathungatha umzila, kumbe inja yathungatha umzila wesilwane bengisitsho, futhi yasigijimisa sakhwela isihlahla phezulu. Futhi ngehola lethumi nta ebusuku babuya, basivusa embhedeni, saphuma phandle lapho, futhi nanso, silapho leso silwane esifanayo esihlahleni. Ebanika amalayithi, umfowethu Mosley wasidubula ngokungaba ikalibha yamatshumi amanelane, waphosa wasivuthuza isilwane saba iziqa ezimbili, futhi nanso silapho, khona kanye, ngendlela okwakhulunywa ngayo. Usuku olulandelayo, ngahlangana lomlindi wenyamazana omkhulu wesizwe, omunye uJack Mormon, ngathatha labo, bafana ndawonye, ngabakhokhelela bebuyela ekhaya kuKristu. Ngiyalitshela, ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. UNkulunkulu uyaqinisa ilizwi lakhe ukuba njalo. Lezo abantu besithi, ukubona ikukholwa, lokho akusikho kanye iqiniso. Abantu abaningi bayabona, futhi belokhu bengakholwa. Izinsuku uJesu esemhlabeni, kungani bengazange babemazi ukuthi wayelelo lizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe na? Kungani abantu bengazange babone ukuthi uMose wathi, inkosi uNkulunkulu wakho iza kuvusa umprofeti onjengami, futhi wagcwalisa lonke ilizwi iBhayibheli elakhuluma ukuthi uzalenza, kodwa kabazange bakukholwe? Kodwa uNkulunkulu kuso sonke isikhathi waqinisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso, uhlezi eqinisa ilizwi lakhe. Khona-ke, bathi kwesinye isikhathi ukuthi ukubona ikukholwa akunjalo, kodwa siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka eqinisa ilizwi lakhe kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuthi wakuqinisa ku-Adamu lo-Eva ukuthi lapho esithi, ngosuku lapho lisidla, lolo suku lizakufa sibili, kumele sivume kulokho ukuthi kuliqiniso. Siyakholwa lokho ngoba ukuqinisile kithi, futhi siyakwazi ukuthi kuliqiniso. Manje siza kuthatha indawo uNkulunkulu aqinisa khona ilizwi lakhe. Asithatheni okwesibonelo, ensukwini zikaNoah, uNkulunkulu wakhuluma kuNoah umbiko ngempela owawungahambelani lesayensi, futhi ungakholeki. Akula owayengawukholwa, kwakungakaze kune phezu komhlaba kungahambelani lesayensi. Mhlawumbe babeyisikhathi sesayensi esikhulu lapho kulalokho esiyikho manje, ngoba bakha amaphiramidi lama-Sphinx lokunjalo kulezo nsuku esingeke sikwakhe manje. Babelolwazi ngamandla, uhlobo lwamandla oluhambisa imitshina, mhlawumbe awe-athomu kumbe enye into, ukuthi babengaphakamisa lawo matshe amakhulu kakhulu, lokho thina esingeke sikwenze lamuhla. Kodwa benza izinto ezinkulu zesayensi, babelento ababengawomisa umzimba ngemithi ukwenza ukhangeleke umutsha okwamakhulu eminyaka, salahlekelwa yilobo bungcwethi. UJesu wathi, njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNoa, ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Futhi siyakwazi ukuthi sesiya kungena kwesinye isikhathi sesayensi esikhulu. Futhi manje umbiko uNowa ayelawo wawuphambene kakhulu lenkolo yalolo suku ebandleni futhi wawuphambene sibili lokuhlola kwezesayensi. Kodwa uNkulunkulu waqinisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso. UNkulunkulu waqinisa ukuthi lokho lo mprofeti akukhulumayo kwakuliqiniso. Njalo sizathatha okunye okwesikhatshana nje. U-Abrahama wayengomunye umprofeti wenkosi, lo ilizwi elabuya kuye futhi yamtshela lapho eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala, futhi uSara eleminyaka engamashumi ayisithupha lanhlanu ubudala, ukuthi wayeza kuba lomntwana ngoSara. Manje lokho kwakungathi kuyamangalisa kwangakholwayo. Ngingakucabanga lamuhla into enjalo isenzakala lakulolu suku ngempumela zethu zonke zesayensi, futhi lazo zonke ingane zamatyubhu okuthesta abakhuluma ngazo lokunjalo. Kodwa lumfazi omdala manje oninyaka engamashumi ayisithupha lanhlanu ubudala, le ndoda endala yeminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala, kodwa ilizwi lenkosi lakuya ku-Abrahama lamtshela ukuthi lokhu kuzakwenzakala. Futhi u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu. Manje kungelandaba ukuthi uNkulunkulu wakhuluma okunganani lokuthi kwakuliqiniso kanjani, u-Abrahama wayemele akholwe lokho uNkulunkulu akukhulumayo ukukwenza kube njalo. Manje khangela ukuthi leyo ndoda yakholwa kanjani, lobufakazi bakhe ukuthi wakholwa. Leyo ndoda efanayo eyenza leso sivumo ukuthi wakholwa uNkulunkulu, ungumuntu onjengawe uhlezi lapha lobu busuku. Silokhu sikholwa uNkulunkulu, kumele sikholwe ilizwi lakhe liyiqiniso, futhi uza kuqinisa ukuthi kuliqiniso nxa nje singakukholwa. Manje khangela isenqabelo u-Abrahama ayelaso. Into yakuqala kwakuyibudala bakhe iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala, futhi uSara elamashumi ayisithupha lanhlanu wayesekade esedlule enguqukweni yempilo ukucina ukuzala. Kungela kuthandabuza kodwa ukuthi kwasekumile iminyaka eminingi ngaphambili. Wayephile laye njengomkakhe, kwakungudade wakhe ngengxenye. Mhlawumbe wayemthethe lapho esaseyinkazana nje ebuntangeni bakhe futhi esemtshadile. Futhi wayengela abantwana, wayeyinyumba impela. Futhi manje siyafumana ukuthi ukwenza lokhu wayemele azehlukanise ebantwini bonke ababengakukholwa ukuze akwenze kugcwaliseke. Angitsho ukuthi kumele uzehlukanise ebantwini, kodwa kumele uzehlukanise kukho konke ukunyeya kokungakholwa, futhi uhlale khatshana lalokho. Lapho abantu besithi lezo zinto azenzakali, lelo liqembu labantu abahlanyayo, akulanto enjalo enjengaleyo eyenzakalayo. Bala nje indlebe zakho futhi usuke uhambe, ungakulaleli. Ngitsho iBhayibheli lathi u-Abrahama akathandabuzanga esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waba lamandla esipha udumo kuNkulunkulu. Ibizo lakhe lantshintshwa kusuka ku-Abrahama kusiya ku-Abrahama. Ukuntshintshwa kwebizo kwenza ibizo lakhe uyise wezizwe. Ungacabanga indoda iphila lomkayo isithandwa sayo, lo ayiphile laye manje okweminyaka yonke leyi, futhi manje kwenye indawo esikhathini seminyaka engamashumi ayisificaminwembili ubudala, futhi umkakhe iminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala. Futhi kukanti kungela mntwana oyedwa kumbe loba ithemba lomntwana, kukanti wayesitsho ukuthi wayenguyise wesizwe. Ungacabanga ukuchothoza kwabanye bakhe abadlulayo ababeza kutsho yise wezizwe. Manje ulabantwana abangaki olabo kulesi sikhathi, lakho konke ukuchothozwa ayeza kudlula kikho. Kodwa u-Abrahama akazange athandabuze loba ngaphi lakancinyane ngokungakholwa. Wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayesenelisa ukwenza lokho ayekuthembisile, ukuthi uNkulunkulu wayezaqinisa ilizwi lakhe kungelani lokuthi kwathatha isikhathi eside okunganani. Kodwa kulokuthi abekuthakathaka isikhathi sonke njengalokho esijwayele ukukwenza, waba lamandla sonke isikhathi. Nxa kungenzakalanga lamuhla, kusasa kuza kuba yisimangaliso esikhulu, ngoba sokukudala ngosuku olulodwa. Lo kwakunguNkulunkulu, kwakunguNkulunkulu ku-Abrahama, ngoba wayesazi ukuthi uNkulunkulu waqinisa wonke amazwi akhe ukuba njalo. Nxa abantwana bakhe bengathatha kuphela ilizwi lakhe ukuze aliqinise ngawe, yiyo indlela kuphela angaqinisa ngayo ilizwi lakhe. Akaliqinisi kwabangakholwayo, kabaqiniseki, kabakholwa. Kodwa akusikho kwabangakholwayo, akusikho kwabangakholwayo, kukulo okholwayo. Futhi nxa engathola umuntu ongakholwa ilizwi lakhe, uzaqinisa ilizwi lakhe ngawe. Futhi kwezinye izikhathi ukugula lezinto kuyenzakala kithi ngaleyo ndlela ukuthi uNkulunkulu angaziqinisa. Liyakhumbula indoda eyisiphofu uJesu ayifumanayo, bathi ngubani owonayo, yena kumbe uyise unina? Wathi kulindaba akekho, kodwa ukuze imisebenzi kaNkulunkulu yaziswe. Bona, kwenzakala emfaneni ukuze uJesu akhazimuliswe. Kwesinye isikhathi ukugula akusiso isiqalekiso, isibusiso ukuze sinamathelise ukholo lwethu phandle ngale, futhi sibize lezo zinto ezingekho sengathi zikhona. uNkulunkulu wathi njalo uthi uzaqinisa ukuthi kunjalo nga ungasoze nje ube buthakathaka ngaphansi kwesivivinyo wayeqinisa uJobe ngesinye isikhathi ukuthi wayengeke amqalekise ebusweni bakhe khangela isivivinyo uJobe angena kiso kodwa phansi kuyo imihlathi yokufa uqobo wayelokhu esithi inkosi yapha inkosi ithethe libusiswe ibizwe lenkosi ngeqiniso wakukholwa uNkulunkulu waqinisa ilizwi lakhe kuJobe waliqinisa kuAbrahama waliqinisa ukuba kanjalo njalo waliqinisa ngoMose futhi lapho uMose lapho ubunzima bumelana laye kangako uMose wayelakho enqondweni yakhe ukuthi mhlawumbe ukuba ngumkhululi ukuthi unina mhlawumbe wamtshela ukuthi wazalwa engumntwana ofaneleyo waye ngumbalisi wakhe owamkhulisayo endlini yobukhosi kaFaro kungela kuthandabuza wayemtshelile ndodana sikhulekile ukuthi sikhululwe futhi siyakholwa ukuthi unguye lo mntwana uNkulunkulu aza kumsebenzisa ukukhulula futhi ke lapho bona wabuya futhi kwakufanele abe yindodana yendodakazi kaFaro futhi siyafumana ukuthi wayeza kuba indlalifa isihlalo sobukhosi ngani kungela kuthandabuza kwakusengqondweni yabo leso sikhathi ukuthi wayeza kuba ngufaro olandelayo futhi yiyo indlela ayeza kukhulula ngayo abantu ngokuba ngufaro olandelayo kodwa uNkulunkulu wayele kuba lokho kwakuza kuba kunjalo khona-ke hhayi ngabe ekwenze ngokubambekayo kudlulisela ngokwenza kwepolitiki kodwa uNkulunkulu uhlezi engasebenzi njengalokho uNkulunkulu ulendlela zakhe zokusebenza futhi wathi uza kubaphumisa watshela u-Abrahama emva kweminyaka engamakhulu amane yena uza kubaphumisa ngesandla esilamandla wayeza kutshengisa izibonakaliso lezimangaliso ngakho wayengeke akwenze kanjalo ngakho siyafumana ukuthi u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi nango uMose manje ekholwa uNkulunkulu futhi uMose wakhangela phandle ngefasitela elifanayo lalelo uFaro akhangela ngalo wabona abantu abafanayo lelo uFaro akhangela phandle phezu kwabo njengathi abantu abaqalekisiweyo abantu ababengela lutho kodwa ixuku labedlulisa amalawulo ngokukaNkulunkulu lomunye uNkulunkulu wehlane kwenye indawo ababengazi lutho ngaye enye insika engabonwayo abakhuleka kiyo lokho okwakungela lutho kukho balixuku labadlulisa amalawulo futhi babelixuku lezigqili futhi uNkulunkulu wabo ebayekela besiba izigqili kwakuqinisa ukuthi wayengasuye uNkulunkulu futhi khona phakathi kwento yonke wayevusa yona indoda uqobo uNkulunkulu wenza izinto ngendlela ezingajwayelekanga khona ngaphansi kwabo hathi isazi senkolo hathi umfundisi hathi umpristi hathi omunye wamadoda abo angcwele kodwa umuntu okazana nje ezalelwe umsebenzi futhi uNkulunkulu wambiza ukuthi abe ngumprofethi wakhe futhi wamthumela phansi lapho futhi kungela lutho esandleni sakhe kodwa udondolo oluyingwegwe ukukhangelana lebutho amaqembu ezemitshina aye enqobe umhlaba wonke kodwa elalolo dondolo esandleni sakhe njengoba uNkulunkulu wamtshela ukubamba lolo dondolo esandleni sakhe futhi wayeza kukhulula u-Israyeli futhi wehla phansi futhi wakwenza ngoba uNkulunkulu wakuthembisa uza kwenza njani na ngiza kuba lawe wathi ngitshengisa inkazimulo yakho Nkosi ngiyaphuza ekukhulumeni angikwanisi ukukhuluma kuhle futhi ngiwayela mazaba ayizigidi kodwa wathi ngiza kuba lawe futhi yikho kuphela okwakuthathayo wahamba ethatha ilizwi likaNkulunkulu kungelani lokuthi umsebenzi wawukhangeleka ulengozi enganani uMose waqhubeka ekholwa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu waqinisa ilizwi lakhe ngoMose ukuba liqiniso ngoba kungelani lokwathatha indawo uMose wahlala lelizwi esikhathini sohambo uNkulunkulu wabatshela phansi eGibhithe njalo ukuthi uza kubakhulula elizweni lesithembiso ilizwe elihle eligcwele uchago loluju futhi lalikhona impela babengazi ukuthi lalikhona kodwa wathi likhona futhi ngiliphelona selivele lingelenu hambani nje liye lithatha futhi enkangala lapho abaneni babo bephuma bedansa emoyeni lapho uMiriam etshaya ithamborini esidla imana evela ezulwini walalela uMose ehlabela emoyeni bekhangele izimanga lezibonakaliso ziphuma kodwa lapho kusiza ekubonakalisweni ukukholwa ilizwi lonke likaNkulunkulu isithembiso sonke behluleka ababili kuphela bakukholwa labo uJoshua lokhaleni futhi baletha ubufakazi bokuthi ilizwe lalilihle kodwa izimo zaziyikuthi yikho lokho okwakube nqabela ngoba bathi ngasenelisi ukuthatha lelo lizwe ngoba imizi yabo ibiyelwe ngemiduli amanxusa abo lapho hathi amanxusa abo kodwa abantu babo iziqhwaga ezinkulu ngani sikhangeleka njengentethe eceleni kwabo uJoshua lokhaleni bathi siyenelisa ngokudlulisileyo ukulithatha ngani na uNkulunkulu wayelinikile kibo kungelani lokuthi iziqhwaga zazizinkulu okunganani izinqabelo zazingatsho lutho kibo uNkulunkulu wayetsho njalo futhi uNkulunkulu wakuqinisa ngabo futhi bachapha futhi balithatha ilizwe njengonkulunkulu echilo ukuthi baza kwenza wakuqinisa kibo. Manje lapho besiza ngenyanga kamabasa, lapho amanzi ayewohloka phansi ezintabeni enqwabeni zeqhwa lokunjalo, futhi wakhangeleka njengokuthi unkulunkulu wayengujenerali ongaziyo ukukhokhela ibutho lakhe endaweni, wayelabo bevalelwe phandle kwezwe lesithembiso, futhi sona kanye isikhathi abachaphisa wayeza kubachaphisa kwakuyinyanga embi okwedlulisileyo phakathi komnyaka, inyanga iJodani yayiphuphuma okhunjini lwayo igelezela phandle emasimini. Nxa babeza kuthumba kwakuza kuba isikhathi sehlobo lapho ababengachapha behamba emanzini, kodwa walindela amanzi aze atshona. Uyathanda ukutshengisa ukuthi unguNkulunkulu, uthanda ukuqinisa ilizwi lakhe. Kungenani, akulandaba ukuthi udokotela uthe ususifa ngemvukuzane, yikho kuphela umuntu akwaziyo. Mhlawumbe amanzi ayatshona kwabanye benu lobu busuku, kodwa khumbula, unkulunkulu wenza isithembiso, unkulunkulu ugcina ilizwi lakhe, futhi unkulunkulu uyaliqinisa ilizwi lakhe liyiqiniso. Walinda amanzi aze abaludaka aze atshona, futhi abaphezu kwamakhanda abo lokunjalo, futhi-ke wavula indlela wahamba phambi kwabo, futhi wenza indlela. Babeza ngena kanjani eJerikho lapho konke kuvaliwe? UJoshua wayengazi, wayekwazi uNkulunkulu wayemkhokele kwaze kwafika lapho. Inyathelo elilandelayo ngelikaNkulunkulu. Ngolunye usuku lapho ephandle ehamba-hamba ekhangela imiduli, wabona indoda imile lenkemba yakhe ihwatshiwe, futhi wahwatsha inkemba yakhe, futhi wahamba ukuyahlangana lendoda wathi, ungokwabani na? Ngabe ukanye lathi kumbe ungowesitha sethu na? Wathi, ngiyinduna yebutho lenkosi, futhi wamtshela okokwenza. Uzavuthela njani uphondo, futhi umduli uwele phansi, ababesenelisa ukugijima umncintiswano wenqola phezu kwawo? Kuyini okwakungaba lokokwenza ngophondo na? UNkulunkulu usebenzisa indlela ezilula ezinjalo. Kunjalo ubulula bakho lokho kukwenza kube nguNkulunkulu kini. Sihlezi sizama ukuthola enye into enkulu eza kwenza enye into, futhi uNkulunkulu enye inhlanganiso enkulu iza kuyathatha into yonke futhi ikucithe konke. Lapho uNkulunkulu ethatha umuntu ongasilutho, umuntu oyedwa nje angambamba ezandleni zakhe, futhi uzaqinisa ilizwi lonke alitshoyo ngalo. Kuthatha indlela ezinjalo ezincinyane. Khalisa uphondo, hathi ukugebha umduli, kodwa khalisa nje uphondo, futhi imiduli izawela phansi. Umsindo wophondo uzawisela imiduli phansi, kuyibula obunganani engqondweni yenyama, kodwa uNkulunkulu waqinisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso, ngoba imiduli yawela phansi, omunye phezu komunye, bangena phakathi futhi balithatha idolobho. Oh, uNkulunkulu uthanda ukuziqinisa ukuba nguNkulunkulu. UJoshua wayekwazi lokho. Olunye usuku, futhi lapho emile lapho, esinye sesindaba phenduli esikhulu esake senzakala ngaphandle kokufa okungcwatshwa lokuvuka kukaJesu Kristu. Lapho isitha wayebahlule, futhi lamabutho ahlukeneyo ayesezintabeni wayebahlulile, futhi ilanga laselisiyatshona. Oh, minabo kwakuyisikhathi esinjani kujenerali uJoshua? Kumbulani, walwisa indlela yonke engazange abe lesibhedlela, umongikazi, iqulu labanakekeli, kumbe abe lendoda elimeleyo. Ngitshela into engehlula lokho. Yebo mnumzana, akazange abe lezibhedlela kungela umongikazi, futhi kazange alahlekele loba yiphi indoda ingqe kuphela behamba entandweni lelizwini lenkosi. UNkulunkulu waqinisa ukuthi wayelabo. Kunjalo, anzelela manje, futhi siyafumana ukuthi uJoshua wayekwazi uba ubusuku busiza babezanqwetha, futhi babambane omunye lomunye, futhi bezihlanganise ndawonye, futhi benze elinye ibutho elikhulu, futhi wayeza kuba lesikhathi esinzima labo ngosuku olulandelayo. Kazange abekwazi okokwenza, ngakho wakhangela phezulu kuNkulunkulu. Wayedinga usizo, futhi wayedinga ukuthi lelo langa lime, ngakho walilaya nje lelo langa ukuthi lime, futhi le wathi ukuba inyanga ilenge phezu kwe-Ajaloni ingahambi aze ayilaye, futhi inyanga lelanga kwama ndawonye okwamahola angamashumi amabili lane. Lapho uJoshua esilwa impi, futhi wanqoba isitha, ngoba wayekhona kanye emzileni womlando, wayelelungelo lokukwenza, ngoba wayelalela umlayo kaNkulunkulu. Futhi ingqe usemzileni womlando, ugcina ilizwi likaNkulunkulu, usenza nje lokho akutshela ukuthi kukwenze, uhamba ngezilayezo zikaNkulunkulu, ulelungelo lokuthi kuleyo ntaba suswa. UNkulunkulu uyagcina ilizwi lakhe. Nxa usithi kulintaba suswa, ungathandabuzi enhliziyweni yakho, kodwa holwa ukuthi lokho okutshoyo kuzakwenzakala, ungaba lakho lokho okukhulumileyo. UJesu wakhuluma lokho kuMarko ongcwele 11:22. Lelo liqiniso, ngiyakwazi ukuthi lelo liqiniso, kulilizwi likaNkulunkulu, futhi lokho kuyatshengisa ukuthi liqiniso. Siyesaba nje kwesinye isikhathi sifika endaweni siyesaba ukuthi akayi kugcina lelo lizwi. Uzaligcina lelo lizwi wathi uzakwenza. Manje siyathola ukuthi kuliqiniso, wakuqinisa. Isiprofetho sika-Isaya ngesinye isikhathi okutsho into engakaze yenzakali, ayizange yenzakali ngaphambili futhi ayizange kusukela. Wathi intombi izakhulelwa. Ungacabanga umfazi engazanga indoda abe lomntwana. U-Isaya wathi intombi izakhulelwa, futhi uNkulunkulu wabangela intombi ukukhulelwa ukuqinisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso. Waqinisa ilizwi lakhe ngoba intombi yakhulelwa futhi yazala indodana. Manje lelo lizwi lenziwa laba inyama. Khangela lokho elakwenzayo lapho leyo ndodana isiza. Waye ilizwi ngokwakhe. Ekuqaleni kwakulelizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba inyama futhi lahlala phakathi kwethu. Waye ilelo lizwi eliphilayo. Waqinisa ukuthi waye lelo lizwi eliphilayo. Wathi kulabo bafundisi balolosuku, ngubani ongangicala ngesono na? Isono yikungakholwa. Ngubani ongangitshela ukuthi ngingongakholwayo na? Lonke ilizwi elilotshwe ngami ligcwalisekile. Izibikezelo eziyisikhombisa zokucina zempilo yakhe zagcwaliseka kumahola ayisikhombisa okucina esiphambanweni. Yonke into elotshwe ngaye yagcwaliseka ngoba wayeyilizwi. Waqinisa, wayeyilo, wayeyilo. Wasilisa abagulayo, wavusa abafileyo, wanqoba ukufa isihogo lengcwaba. Waqinisa ukuthi wayeyilizwi. Nanzelela lindaba lapha endlini kaJayirosi. Waye batshele iqiniso. Siyambona lapho echapha ulwandle ungena phakathi. Kwakulomfazi omncinyane phezu koqaqa owayeqede imali yakhe yonke ngabelaphi kungela kuthandabuza. Abelaphi babenze konke ababekwazi ukuthi bakwenze ukwenza umfazi aphile, mhlawumbe abelaphi besiHebheru futhi lowo kwakungumfazi ongumHebheru. Ngakho basebenze konke ababengakwenzela udadewabo loba babengela lutho lokumisa umopho wegazi kuyimhlawumbe isikhathi sokucina ukuzala futhi igazi lakhe laligelezela phuma waze wa into encinyane hayi buthakathaka kangako engenelisi ukuhambahamba futhi wayezwile mayelana ngoJesu. Futhi lapho ebona isikepe esincinyane esifuqa singena phakathi kwemizi wehla phansi kuyafumana. Abachothozi bakhe abaningi babemile lapho futhi akakhululekanga kubachothozi lamuhla. Nga babengabe bazile ukuthi wayengubani, babengayikuba ngabachothozi bakhe kodwa babengabachothozi bakhe ngoba babengazi ukuthi wayengubani. Futhi iyo indlela ngombiko lamuhla. Amadoda amaningi alungileyo labafazi bayachothoza lokhu ngoba kabakwazi ukuthi kuyini. UJesu wathi nxa lalimazile uMose laliza kuba ngazi mina. UMose wakhuluma ngami. Amadoda amaningi amakhulu afisa ukubona lolu suku. Nxa ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke lingangikholwa. Yilobufakazi obukhulu. Wathi kulalobo obukaJohane ngoba imisebenzi engiyenzayo iqinisa ukuthi ubaba ulami. Wayele misebenzi emikhulu ngoba wayengobonakalisiweyo. UJohane wabonakaliswa laye ngelizwi lalowo omemezayo enkangala. Kodwa lapho esiza wayengumprofethi lo uMose ayekhulume ngaye owayeza kuvuswa. Njengoba ngatsho ngobunye ubusuku wabuya emabizweni amathathu ibizo lendodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu, lendodana kaDavida. Lapho esemhlabeni lapha isikhathi sokuqala wayeyindodana yomuntu. Wayengeke abe indodana kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Akazange azitsho ukuba yiyo. Wathi wayeyindodana yomuntu. Lapho loba ngubani engambuza wathi, uyabona, indodana yomuntu, indodana yomuntu. Manje indodana yomuntu ngumprofethi. Kwakumele abuye ngaleyo ndlela ngoba umbhalo angeke abuye ngokuphambene lombhalo. Yikho lamuhla ukuthi umbiko wethu walelihola ungeke ubuye ngezazi zenkolo nesayensi yenkolo. Kufanele kuphenduke entweni efanayo eyakuthembisa ukukwenza. Kumele kube ngaleyo ndlela. Ngakho siyathola ukuthi kulindoda wayefanele abe ngumprofethi, hathi indodana kaNkulunkulu. Lapho wayefanele abe indodana yomuntu. UJehova ngokwakhe wabiza abaprofethi. UJeremiya labo indodana yomuntu. Lapho ubona indodana yomuntu, ngubani indodana yomuntu? Baqhubeka bebuza. Khona-ke waphatha isikhundla sakhe njengendodana yomuntu. Khona-ke waphatha isikhundla sakhe manje njengendodana kaNkulunkulu. UNkulunkulu ungumoya, futhi lapho manje waphatha ngezikhathi zebandla njengendodana kaNkulunkulu. Manje kumileniyamu uzakuba indodana kaDavida. Lapho ehlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida, uzakuba indlalifa yesihlalo sobukhosi. Indodana kaDavida, indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavida, futhi kungumuntu ofanayo isikhathi sonke. Njengoba indodana lomoya ongcwele isikhundla sikaNkulunkulu wayengunkulunkulu kubaba khonake waba ngunkulunkulu indodana manje ungunkulunkulu umoya ongcwele hathi onkulunkulu abathathu unkulunkulu oyedwa ukubonakaliswa okuthathu izifanekiso ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo manje siyathola futhi kuleli hola esiphila kilo manje unkulunkulu ugcina ilizwi lakhe ngokufanayo njengalokho akwenzayo lapho siyafumana ukuthi wabuya edabula ulwandle umfazi wamkholwa kwakulento ngaphakathi kwakhe eyaqala ukuchaya wayengela mbhalo ngakho kungela mbhalo njengoJoshua emele amise ilanga kodwa wakholwa enhlizweni yakhe ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu ngakho wathi uba kuphela ngithinta isambatho sakhe ngizasila ngakho waminyezela phakathi kwequbu waze wathinta isambatho sakhe umopho wegazi wama manje wakhangela kumbuthano ukufumana ukuthi ngubani omthintileyo kungela kuthandabuza wakulomunye umuntu wama abantu bonke bembandezela labanye bemenza inhlekisa abanye bemhleka umpristi emile futhi embuza labafundisi lokunjalo kodwa kwakulabanye abamkholwayo futhi emva kwesikhatshana wema kungananzelelwe wachibilika wathi ngubani ongithintileyo na abanye babo bathi ngani nkosi ngiyakholwa kwakunguPetro wathi ngani iqhuku lonke liyakubandezela ngani ngubani okuthintileyo wena na ngani wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla aphumile kimi waba kuthakathaka kwakuluhlobo lokuthintwa olwahlukileyo nxa singabona lokho kuphela mfowethu dadewethu nxa ungamthinta ngalokho kuthinta okuthile oh bantu abagulayo ngilingiselela ukulikhulekela ngemizuzwana emilutshwana ngiyakholwa ukuthi ngilo moya ongcwele kungasimoya ongcwele odlula lokho elilakho phandle lapho la madoda alawo lapha umoya ongcwele ofanayo kodwa ngumlayo kaNkulunkulu futhi nxa ungakholwa lokho ukuba ngumlayo kaNkulunkulu wokukhulekela abagulayo lokubeka izandla phezu kwabo lokuxotsha imoya emibi lezi thembiso azenzileyo kuza kuba yinto efanayo lawe uzathola lokho okucelayo nxa ungakukholwa ungakholwa yini ukuthi ngiyenelisa ukwenza lokho watsho uJesu yebo nkosi ngiyakholwa yatsho indoda elomntwana olesithuthwane ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu owayeza kuza emhlabeni manje siyazi ukuthi lokho kungathatha kuphela leso simo sengqondo ukuletha impumela manje ngokuphangisa ngasicabangeni ngayo okwesikhatshana nangu lapha endleleni yakhe esenyuka umpristi omncinyane wehla phansi kungela kuthandabuza kodwa lowo mfo omncinyane wayelikholwa elisemngceleni kulabaningi babo emhlabeni lamuhla amakholwa amancinyane asemngceleni bafuna ukukholwa lokho bafuna ukukholwa ukuthi umoya ongcwele uqotho bafuna ukukholwa ukuthi le yingubo yesipostoli njengoba uNkulunkulu wathembisa ensukwini zokucina uzathulula umoya wakhe thina ufuna ukukholwa kuMalachi 4 ukuthi wathembisa ensukwini zokucina ukholo lwakuqala lwamaPentecostali luza kubuyiselwa ebandleni njalo uMalachi 4 uyakutsho khangelani ngiza kuthumela kini u-Elijah osukwini lokucina kunjalo futhi uza kubuyisela ukholo lwabantwana kubo baba njalo bona ukholo lwabo baba kubantwana njalo bona kumele kube njalo wena uthi awu lowo kwakunguJohane umbhaphathizi hatshi hatshi uJohane umbhaphathizi wayengumalaki 3 kunjalo uMateyu 11 utsho njalo ngalingakwamukela lowo nguye okwakhulunywa ngaye khangelani ngiyathumela isithunywa sami phambi kobuso bami kwakungu-Elija ngeqiniso uJesu wathi kwakunguye kodwa hatshi u-Elija kaMalaki 4 lakancinyane ngoba masinyazana emva kwalowo mbiko umhlaba uza kutshiswa ngomlilo futhi labalungileyo bazahamba phezu komlotha wababi ngakho akuzange kwenzakale ngesikhathi sikaJohane kumele sibe lo mbiko othanyelelayo futhi ukhuphe abantu kuzo zonke lezi izimo zenhlanganiso yesonto kubuyele kwelokuqala ukholo oluqotho lwepentekostali futhi siyakubona kusenziwa yikugcwaliseka kombhalo lokho okufanele kwenzakale yonke imibhalo kumele igcwaliseke kungaki okwalokho esingakubeka kungangithathela okwedlula isikhathi sami manje ukutshengisa kodwa liyazwisisa izinto lezi ukuthi kufanele kwenzakale njengalokhu kanye kubantwana baka-Abrahama njengalokho akuthembisayo sibona uJesu esenyuka manje uyasilisa inkazana encinyane ngoba uyise ikholwa elincinyane elisemngceleni enye into yeza endaweni yokuthi kwakumele aqaphele uJesu ngakho udokotela wayesemehlulekile futhi wagqoka ingwane yakhe emnyama encinyane futhi wasuka wehla phansi ukuyafumana loba wayengamtho uJesu bona uhlezi ekhona lapho umfuna khona wamthola nje esiza okunjini futhi wathi buya enkazaneni yami encinyane beka izandla zakho phezu kwakhe futhi uzasila wathi useseduzane lokufa ungumntana nami yena yedwa kuphela wathi ule minyaka elithumi lambili ubudala asila abanye abantwana umkami lami mhlawumbe sesisiba badala futhi lo nguye yedwa kuphela umntwana esilaye futhi ulele duzane lokufa nkosi Yakukholwa nxa nje ungabuya ubeke izandla zakho phezu kwakhe uzasila. Bona kuyini akunanzelelayo? Wananzelela ukuthi lelo lizwi likaNkulunkulu elithenjisiweyo labonakaliswa kulindoda. Okufana njengoNicodemus owathi, Rabi, mfundisi, siyakwazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Siyakwazi abaFarisi bayakwazi khona. Kungani bengazange bakuvume? Akula muntu ongenza izinto ozenzayo ngaphandle uNkulunkulu elaye. Siyakwazi ukuthi uvela kuNkulunkulu. Lapha siyathola uJairosi wakholwa into efanayo. Wathi, woza ubeke isandla sakho. Wakwazi ukuthi uNkulunkulu waye kuye. Beka izandla zakho phezu komntana wami. Loba esesimweni sokufa. Uzaphila. Wahamba nje laye. Futhi lapho ehamba, nansi isigijimi siphenduka. Futhi sathi, lingamhluphi. Lingahluphi inkosi njalo futhi. Inkazana ifile. Akasekho manje. Usedlule. UJesu wachibilika kuJairosi. Wathi, angitshongo kuwe na. Nxa ungakholwa kuphela, uzabona inkazimulo kaNkulunkulu. Nxa ungakukholwa kuphela. Wangena ekamelweni, futhi lapho babekhona, bonke belila lokukhala, lokuhlaba umkhosi, njengomuntu wonke angakwenza, inkazana encinyane enhle, indodakazi kamalusi yayifile, futhi wasuswa kulumhlaba, futhi mhlawumbe wayesefile okwamahola. Futhi-ke, babembeke phandle, phezu kombhede wokuphumulela, futhi sebelungiselele ukuwomisa umzimba wakhe ngemithi, mhlawumbe, futhi bamkhuphele phandle, futhi lasekungcwabeni. Khona-ke siyafumana ukuthi uJesu wangena endlini, bonke babehlaba umkhosi, yena uthi, phanini ukuthula, wathi, akafanga, kodwa ulele. Manje ungacabanga lokho abakucabangayo. Ngani? Lindoda siyazi. Manje siyazwisisa ukuthi ungumntwana ozelwe ngokungekho emthethweni. Futhi siyezwa ngokwakhe konke ukubikezela kwakhe okungazwisisekiyo lokho akwenzayo. Futhi manje siyazi ukuthi umpristi uqondile. Indoda iyahlanya ngoba siyazi ukuthi ufile. Udokotela umemezele ukuba ufile. Futhi nango elele. Usehambile. Futhi siyakwazi ukuthi ufile. Bathi bamhleka usulu, amanye amazwi, bamenza wezwa eyanekile, ngokumchothoza. Kodwa wayesethile ukuthi wayengafanga, kuthatha lokho kuphela, ulele, akulandaba lokuthi, banganani abachothozi, uzaqinisa ilizwi lakhe. Wabakhupha bonke phandle kwendlu, susa bonke abangakholwayo, wathatha uPetro, uJakobe loJohane, amakholwa, ufakazi abathathu, loyise lonina, wangena phakathi, futhi wathatha indodakazi ngesandla, futhi wakhuluma ngolimi, olwabiza umphefumulo wakhe, uphenduke uvela kwenye indawo phandle khonale, elaphakadeni, futhi inkazana yaphila. Kuyini akwenzayo? Waqinisa ilizwi lakhe, waqinisa lokho akutshoyo, wayengafanga, wayelele. Manje siyafumana ukwenza lokhu, sinanzelela, futhi waqinisa enye into lapho. Manje waqinisa ukuthi wayenguNkulunkulu, waqinisa ukuthi wayelolwazi lwangaphambili. Khangela lokho ilizwi lakhe elakutshoyo manje, akafanga, kodwa ulele. Bona, wayengafanga kwasekuqaleni, wayelele, watshengisa ulwazi lwakhe lwangaphambili.
Now there might have been many a little maiden died that same morning.
Manje kungabe kwakulentombi eziningi ezafayo lokhu kusa okufanayo. Kodwa leyi yayingafanga. Wayelele njengoLazaro. Futhi wamvusa ekulaleni lokho ngoba wayengafanga. Futhi lo okholwa kimi loba efile kodwa uzakuphila. Futhi loba ngubani ophilayo njalo akholwe kimi kasoze afe. Labo kuphela abasebhukwini leyomvi lokuphila, labo abahlengayo lapho esifa, yibo labo azababiza ekulaleni lokho ngalolo suku, labo abaphiliswe ngamandla akhe, labo abalamandla aphilisayo alele phakathi kwabo, njengoba ngatsho ubusuku obedluleyo, loba emva kokuba u-Elisha esefile futhi amathambo akhe elele ethuneni, lawo mandla aphilisayo ayelokhu esemathanjeni akhe. Sibili, watshengisa ukuthi wayengubani. Manje siyathola njalo ngokufanayo, waqinisa njalo ukuthi kumaHebheru isahluko 4 lendima 12, waqinisa ukuthi wayeyilizwi likaNkulunkulu, yena ngeqiniso wakwenza. Nanzelela lokho akwenzayo, amaHebheru 12, amaHebheru 4:12 athi khona, ilizwi likaNkulunkulu lilamandla kakhulu, liphilile ukwedlula inkemba esikanhlangothi zombili, futhi njalo lingumdaluli wemicabango lezi zindlu zenhliziyo. Khangela nje okwesikhatshana manje. Lapho eqala ukuqalisa inkonzo yakhe, emva ephuma phandle ukutshengisa ukuthi wayeyilizwi, lapho ephuma enkangala ekulingweni kwakhe, kwakulendoda ethiwa nguPetro, ibizo lakhe leso sikhathi kwakunguSimoni. Futhi wabuya kuJesu lomfo wakhe uAndrea. Futhi lapho efika ebukhoneni bukaJesu Kristu, uJesu wathi, ibizwe lakho nguSimoni, futhi elibaba bakho lalinguJonasi. Kusukela manje uzakubizwa ngokuthi Petro. Lokho kwaqinisa ukuthi wayeyilizwi, ngoba ilizwi lingumdaluli wemicabango lezi zindlo zenhliziyo. Wayeyilizwi. UFiliphi wabona lokhu kusenzakala, waphuma wabhoda intaba, wayehambile usuku olulodwa, futhi waphenduka, futhi wabuya lomngane othiwa nguNathaniyeli, futhi wathi, lezi izinto ziyenzakala sibili. UMose wathi, inkosi uNkulunkulu wethu izavusa umprofeti onjengaye, futhi nansi indodana lapha, ngani, watshela uSimoni, ukuthi wayengubani, lokuthi uyise wayengubani, njalo siyakwazi ukuthi lokho akutshoyo kuliqiniso. Ngoba uNkulunkulu wakutsho elizwini, futhi nanku lapha, kuyaqiniswa ukuthi wayeza kwenza lokho, futhi lokho kuyaqinisa ukuthi lo nguMesiya. Futhi lapho esiza ebukhoneni bakhe, uJesu wathi kuye, wathi, khangela umIsrayeli, okungekho nkosiso kuye. Wathi, Rabi, ungaze okwanini na? Wathi, ngaphambi kokuba uFiliphi akubize, lapho ungaphansi kwesihlahla, ngakubona, waqinisa ilizwi lakhe, waqinisa ilizwi likaNkulunkulu, wakwenza. Umfazi emthonjeni, lapho ele, awu, wamcela ukuthi amnathise amanzi enkonqeni, ayesikha ngayo amanzi emthonjeni. Futhi wathi, kayisiwo mkhuba kini lina maJuda ukucela thina abafazi beSamariya into enjengaleyo ngoba kasila budlelwano. Wathi, kodwa aluba ubusazi lo obukade ukhuluma layo ukuza ngicela okokunatha. Wathi, umthombo uyatshona. Futhi ingxoxo lapho iqhubeka, ekugcineni wafumana lokho okwakuluhlupho lwakhe. Futhi wathi, hamba uyethatha umkakho futhi ubuye lapha. Wathi, kangila ndoda. Wathi, ukhulume iqiniso ngoba ube labahlanu, futhi nalo ophila laye khathesi kayisiyo ndoda yakho. Ngani? Wathi, mnumzana, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Yena kasizane sibe lo yedwa okweminyaka engamakhulu amane, uyazi. Wathi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Manje siyazi ukuthi lapho uMesiya esiza, obizwa ngokuthi nguKristu, lapho esiza, uzasitshela uhlobo lwalezi zinto. Leso kuzakuba isibonakaliso sakhe. Lapho esithi, nginguye okhuluma lawe, waqinisa ilizwi lakhe. Yena siyaqinisa lokho atsho ukuba yikho. Waye nguMesiya, indodana kaNkulunkulu. Manje siyafumana njalo ukuthi lumfazi omncinyane owayelomopho wegazi, owathinta isembatho sakhe, owaqinisa kuye ukuthi wayelizwi likaNkulunkulu. Manje khumbulani, lobu busuku, uJesu wathi njalo, kumaHebheru 1, amaHebheru isahluko 3, ngiyakholwa yikho, wakhuluma ukuthi, yena manje ungumpristi omkhulu, lezi isikhathi esiphila kuso manje. Umpristi omkhulu, ohlezi ebukhulwini bukaNkulunkulu, emazulwini, ozwelana lobuthakathaka bethu. AmaHebheru 13:8 athi, ungofanayo izolo lamuhla lanini nini, unguNkulunkulu ofanayo, lo ayenguye ngaleso sikhathi, ungofanayo lobu busuku. UJohane ongcwele 14:12 athi, lo okholwa kini, imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye, loba eminengi kulaleyi uzayenza, ngoba ngiyakubaba wami. Bona, lo okholwa kimi, le imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. UMathewu 28 wathi, okwesikhatshana, futhi umhlaba kawusoze ungibone, njalo kukanti lina lizangibona, ngoba ngizakuba lani kuze kube sekugcineni komhlaba. UJesu Kristu uyafana izolo lamuhla lanini nini, uyema lobu busuku, uqinisa ilizwi lakhe. Isikhathi sami sesihambile, kodwa waqinisa ukuthi wayengakwenza, waqinisa ilizwi lakhe leso sikhathi, lokho ayekuthembisile okwalolo suku. Waqinisa amazwi kaIsaya, waqinisa amazwi kaNoa, waqinisa amazwi kaMose, waqinisa amazwi wonke abaprofeti munye lamunye. Wathembisa ukuthi kulolu suku, usuku esiphila kulo, ukuthi umhlaba uzakuba sesimweni sesodwa. Inkotshana, ukhangele nje emhlabeni lamuhla, emhlabeni wonke jikelele, lapho engiyakhona, hathi lapha kuphela, yonke indawo, kubi, eSwideni, amajaha lamantombazana, bayahamba ukuyadlala umdlalo wokuthelela kungqoqwane, bengagqokanga lutho. Futhi bona eGermany laseFrance, lakuyo yonke indawo, luhlobo nje lwengcekeza esilayo lapha eUnited States. Yisikhathi, mina, nxa ngingathola ithuba lokuphenduka, ngizathanda ukukhuluma ngezinye izinto zesiprofethi kini, ukulitshengisa lokho, isikhathi leso esiphila kuso, iBhayibheli lakhuluma, ukuthi abantwana bazabusa abazali babo. Ilizwi, kodwa khumbula, uAbrahama wayelenzalo, okwakuyinzalo Isaka.
wayelezinye inzalo emva kokufa kukaSara, futhi wayeleminyaka elikhulu lamashumi amane lanhlanu ubudala. Wathatha omunye umfazi, waba lamadodana ayisikhombisa, singabali amadodakazi, ngoba uNkulunkulu wayembuyisele waba lijaha lapho eleminyaka elikhulu ubudala. Wayesenjalo-ke amashumi amane lanhlanu nje. Ngakho-ke siyakwazi lokho. Ngachumayela lokho kini lapha eCalifornia iminyaka eyadlulayo. Futhi manje siyazwisisa ukuthi inzalo ka-Abrahama yayingayisiyo inzalo uqobo ngokulala noSara, eyayingu-Isaka owenza isizwe, kodwa inzalo yobukhosi yayingesithembiso, eyayingu-Jesu Kristu. Futhi ngaleyo nzalo wavusa inzalo yobukhosi. Oh, minabo, manje siyibupristi bobukhosi, isizwe sobukhosi, isizwe esingcwele. Sinikela indumiso kuNkulunkulu, umhlatshelo wendebe zethu. Sisipha indumiso ebizweni lakhe. UNkulunkulu waqinisa ilizwi lakhe, wathulula umoya ongcwele phezu kwethu. Wathi, njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma, kuza kuba njalo osukwini lapho indodana yomuntu isembulwa. Manje likela nanzelela yini, kusukela kundodana kaNkulunkulu engakabi nje indodana kaDavida, uyazembula ngokwakhe njalo njengendodana yomuntu. Nginanzelele umbhalo na? Ngoba uhlala esenza njalo, akenzi lutho ngaphandle akwazise encekwini zakhe abaprofeti. Yikho kanye, yikho lokho isithembiso sakhe esasiyikho. Bona, akenzi lutho. UNkulunkulu angeke aqambe amanga, uhlezi ekwembula kuqala engakakwenzi. Khangela isimo esihlezi kiso lamuhla. Khangela ukuthi singaphi. Lonke lizavuma sikuSodoma yamanje. Yazi leli ilizwe lizithelile. Kule akusela themba, akusela nsindiso eseleyo kulesi isizwe kumbe loba siphi isizwe. Sesedlule lokho manje. Iziprofetho ezaprofethwa ngalokhu zigcwalisekile. UNkulunkulu uyathokoza ethatha leyo eyokucina imvu encinyane loba ingaba ngaphi. Konke kuzakuba phakathi ngolunye usuku. Sesisesikhathini sokucina. Khangela esikhundleni. Ngiyakucela njengomfowethu kumbe udadewethu ukwakha nje okwesikhatshana ubuningi bokholo. Singakakhulekeli abantu laba, futhi ngiyazi akudingi sihambe kuloba yisiphi isikhathi esithile, kodwa ngifuna ukuqalisa umzila wokukhulekelwa. Khona-ke lina elimele lihambe silingahamba-ke. Bona, lina elifuna ukusala emzileni wokukhulekelwa lingasala, kodwa lingivumele nje njengomfowenu ngikhombe enye into nje kini okwesikhatshana. Khangela uJesu kuLuka 17:30. Bona lapho ekhuluma lapho mayelana ngesikhathi sokucina ukuthi babeza kuba njani njengasensukwini zikaNowa. Khona-ke wathi futhi njengase kanjalo ngezinsuku zeSodoma, wathi lapho indodana yomuntu isembulwa. Indodana yomuntu njalo, hathi indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu. Bona, lokho kuletha phakathi uMalakhi 4 njalo, khona kuphendukisa zonke lezi ezinye iziprofethi zisiza khona phakathi ukuthi kufanele zenziwe njani. Uyaqinisa ilizwi lakhe ukuba njalo. Kunjalo. Futhi nanzelela ekwenzeni njalo ukuthi uza kuthulula kanjani umoya wakhe phezu kwenyama yonke, lalokho okuyathatha indawo ukuthi ukubuyiselwa kuzaphenduka njani. Futhi amadodana enu lamadodakazi azaprofetha phezu kwencekukazi zami lezisebenzikazi, ngiza kuthulula umoya wami, futhi ngizatshengisa izibonakaliso emazulwini phezulu. Ngilomfanekiso lapha okamfowethu liveli lapha, ngizathanda ukulitshengisa nje lokho okwathatha indawo phezulu entabeni ngolunye usuku, lapho bonke abantwana besikolo baphuma phandle ngaphambi kwalesi isifundo esikhulu sokuvula zona izimpawu eziyisikhombisa. Lapho abantwana besikolo bephuma phandle, ngangiphezulu phakathi lapho ngikhuleka, lapha kwakungumlilo phakathi kwefaneli usehla phansi, khona-ke ubuyela phezulu futhi udubuka futhi wachibilika futhi wehla phansi njalo. Yikho lokho akutshoyo ukuthi hamba uyetshela abantu, thina nanko kulapho lapho izikolo zethu soni, lalapho ohaya khona phezulu emoyeni. Futhi isayensi yathatha imifanekiso lokunjalo, futhi babuza ngakho bathi, kungaphi khona na? Kuyini okwenzakeleyo na? Abangeke bakuzwisise. Bona, oh, akwenziwanga ensitha kuphela, isazela esenziwe sabamnyama. Akuzange uJesu lapho elapha kwakulezigidi zabantu abangazanga ukuthi wayesemhlabeni. Yebo, kuza kuba lezigidi lamuhla ezingasoze zizwisise amachumi lamachumi ezigidi zabo, kodwa kuza kuba khona kulabo abathunyelweyo, baza kuzwisisa, abahlakaniphileyo baza kuba mazi uNkulunkulu wabo kulolo suku, futhi baza kwenza imisebenzi emikhulu. Siyananzelela lokho ihola esiliphilayo manje. Khangela iSodoma manje, khangela okwenzakalayo. Wathi, njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma, kwakukhona iqembu labantu elalidinga indodana ethenjisiweyo. Siyakukholwa lokho. Wakungu Abrahama, liqembu lakhe. Kwakukhona ikhuwa elibuthukuthuku, kuloti esihlehlele ngokuyingxenye emuva, kukanti elikholwa phansi eSodoma, inhlobo ezintathu zabantu. Uhlezi kule nhlobo zabo ezintathu, uHam, uShem, abantu bakaJafeti, njalo amakholwa abazenza amakholwa labangakholwayo, bakuyonke indawo, futhi sibathola kulo lonke iqembu, futhi yonke indawo yabafumana, futhi lawo amaqembu, alokhu elapha, kumele lehlukanise lokho, ungakudlulisa embhalweni nje. Kuyangenana ndawo yonke ngokwakho khona phakathi. Lalelani kulokhu, khanyela lapho esihlezi khona esikhundleni langokwesiprofeti lobu busuku. Manje sonke ngamunye wethu siyazi ukuthi umhlaba usesimweni seSodoma. Siyazi zonke iziprofeti zika-Israyeli iselizweni lakibo. Nxa ufuna ukwazi ngokwesizwe lapho esime khona, khangela u-Israyeli lapho akhona. Nxa ufuna ukubakwazi ukuthi isimo bani ibandla eliyiso, khangela indlela abafazi abenza ngayo. Ulibandla, umbone yena ukungaziphathi, ukuswela ubuntu. Khangela, khangela lalapho ibandla elikhona. Kukhangele nje, bona, bona, khangela nje abafazi. Liyabona lapho ukuthi abafazi benu bazilulaza kanjani, ukuthi bayangcola sibili. Yiyo indlela ibandla lenu eliyikho, bona, umfanekiso. Khangela lapho Israyeli akhona, liyabona umfanekiso wesikhathi lapho esikhona, bona. Khangela nje lezo zibonakaliso lezimangaliso, nxa amehlo akho evulekile. Bona lapho esikhona. Manje khangela ngokwesikhundla lapho esihlezi khona. Umhlaba esimweni seSodoma. Manje nanzelela njengoba kwakunjalo. Manje nanzelela kwakulomunye umuntu kulolo suku ekhangelele indodana eyathenjiswayo. U-Abrahama loSara babekhangelele indodana eyathenjiswayo kuqembu lika-Abrahama. Babengekho eSodoma, kodwa nje esikhatshaneni isahluko sokucina sesenzakalo. Indodana eyathenjiswayo ingakabuyi nje, kwakulamadoda amathathu ehla phansi evela ezulwini, ingilosi ezimbili loNkulunkulu, futhi zehla phansi, futhi zakhuluma lo-Abrahama ngaphansi kwesihlahla somoki, kunjalo na, futhi ezimbili zazo zaya phansi eSodoma, futhi zamemeza zimelana lezono zedolobho, futhi kwakungaphambi kokutsha komhlaba wabezizwe. Ngaleso sikhathi yonke iSodoma yabhubha khona lapho. Abalutshwane nje badonsela phandle. Ulothi lamadodakazi akhe amabili, umkakhe kazange aphunyuke, waphenduka. Ngingathanda kanjani ukuba lesikhathi ukulitshengisa ukuthi khona manje lapho ibandla lelo elimikhona kuleyo ndawo. Ngifuna ukuthi linanzelele manje. Futhi enye indoda yasala ngemuva eyakhuluma ku-Abrahama, futhi wenza isibonakaliso ku-Abrahama. Futhi khangela, u-Abrahama wayebone uNkulunkulu kuzibonakaliso eziningi ezinkulu. Siyakukholwa lokho, akunjalo na, ngaphambi nje kwendodana eyabuyayo. Kodwa indodana ingakabonakaliswa, kwaba lesibonakaliso esaphiwayo. Ngoba indodana yeqiniso, yayiza kuba indodana kaNkulunkulu ngokholo luka-Abrahama. Bona, kwakunguJesu, thina siyinzalo ka-Abrahama, sifile kuKristu, siyinzalo ka-Abrahama. Nanzelela manje lokho nje kungakathathi indawo, lindodana ukuthi ibuye. Manje, lowo owasalayo, futhi wakhuluma ku-Abrahama, futhi lomhlane wakhe ufulathele itente, futhi wathi, Abrahama, manje usuku nje ngaphambi kwalokho, wayengu-Abrahama. Manje wathi, Abrahama, ungaphi umkakho uSara? Hathi uSarayi, S-A-R-A-Y-I-S-A-R-A, inkosazana. Ungaphi umkakho uSara? Wathi usetenteni ngemuva kwakho. Wathi ngiza kuvakatshela, bona, njengokwesithembiso sami engalenzela sona. Ngamanye amazwi, isikhathi sempilo uSara uzaqala esikhathini sakhe esijwayelekileyo sempilo njalo. Futhi uSara esemdala iminyaka elikhulu yobudala manje etenteni, wahlekela ekhwapheni lakhe, bona, wazibobothekela wathi, indoda leyo ingabe iqinise okunganani, bona, mina umfazi omdala, inkosi yami u-Abrahama phandle le laye esemdala, udaba lwemuli lwase lungasekho okweminyaka. Wathi, ngingaphinda ngithokoze kanjani kanye lenkosi yami na? Yena emdala, lami ngimdala, sengedlule ukuzala, imithambo yochago ingasekho, konke usewomile, singaphinda njalo sithokoze kanjani na? Futhi leyo ndoda, lomhlane wakhe, ufulathele itente, wathi, kungani uSara ehlekile esithi, lezi zinto zingaba njani na? Kwakuyini lokho na? Ukudalula okwesiprofeti. Bona, bona, yikho lokho akubonayo. Manje wathi, lokho kuzaphenduka njalo, le ndodana yomuntu leyo okwakuyiyo leyo okwakuyindodana yomuntu khona lapho awu wambiza Elohim inkosi uNkulunkulu Elohim ngoba ngubani uyakwazi ukuthi lokho kuqondile uElohim inkosi uNkulunkulu ekuqaleni uElohim wadala izulu lomhlaba lo oweneleyo ngakho konke indodana yomuntu yenziwe yaba inyama nango wayemile lapho enyameni ngaleso sikhathi njengetiyofani emile lapho edalula lokho uSara ayekukhuluma ethenteni ngemuva kwakhe wathembisa khangela inzalo yobukhosi kaAbrahama ithenjisiwe ukubona into efanayo kodwa nanzelela uLothi wayelesithunywa phansi lapho laye ababili babo behla phansi lapho omunye wabo wehla phansi futhi omunye wehla phansi kanye laye futhi bachumayela futhi babiza abantu ukubalekela ulaka olwaluza kuza esikhundleni umhlaba awukaze uhlale kuleso simo kusukela lolo suku uJesu esenza ngalo isithembiso kuze kube khona manje ngifuna ukubuza loba nguphi owezembali ongabe esesakhiweni kumbe nxa lingezwa loba kuyona lithephu futhi likuzwe loba ngasiphi isikhathi ngicela lingibhalele ngifundile imbali manje okweminyaka engamathumi amathathu imbali yeBhayibhili futhi akuzange kube lo muntu engake ngambona kuyo yonke imbali yebandla kudlula ezikhathini zebandla eziyisikhombisa ukuthi manje siseLaodikeya futhi siyakwazi lokho akukaze kube lesithunywa esake sahamba ebandleni lonke jikelele elebizwe lakhe licina ngo-HAM kuze kube manje GRA HAM Billy Graham kube labo muthi Fini Sanki Knox Luther lokunjalo kodwa kungakaze kube lo-HAM yise wezizweni manje khumbula ungu-GRA HAM inhlamvu eziyisithupha kodwa ABRA HAM zinhlamvu eziyisikhombisa nanzelela baphansi lapho uBilly Graham esiya phakathi kuzo zonke ingxenye zomhlaba futhi ebizela phandle kweSodoma phumani balekelani ulaka olizayo akula muntu engimaziyo enkundleni obambe uNkulunkulu kulelo bala lokulungisiswa njengoBilly Graham akwenzayo uyakwanisa ukukunikeza akasiso sazi sezenkolo esinjalo ngiyathemba isazi sesayensi yenkolo kodwa akasomchumayeli olamandla kodwa uNkulunkulu ulaye leyo ndoda iza kuma lapho ilesifundo sesikolo sesonto abahambe labo bantu abachiye bemangele uyinceku kaNkulunkulu yehola ubani na ibandla ngokwemvelo lapho kuseSodoma kodwa khumbula kwakulebandla elilodwa likamoya lalingekho kulelo qembu lenhlanganiso yesonto lakanjalo iqembu elibiziweyo futhi bemukela umbiko labo lesithunywa futhi kwakuyini na ukudalula imicabango eyayisenhlizweni uNkulunkulu uhlezi eqinisa ilizwi lakhe basikhulekeni Baba othandekayo osezulwini lesi isikhatshana esinzima lapho izinqumo okumele zenziwe khona isikhathi siyaqhubeka sihamba asikwazi ukuthi lihola bani inkosi yethu engabuya ngalo futhi lapho sibona lezi ziprofeti ezenziwa nguye abaprofeti bakho kudlula ezikhathini manje sekusenjulwa oNkulunkulu ngikubonga okunganani ngalokhu ukuthi loba amadoda ayenelisayo indoda elolwazi lwezenkolo ongamelana lenkohliso zomhlaba labangakholwayo futhi kulawa maqula kungela thunzi lokuthandabuza ame lapho eqinile elesibindi besazi lapho abame khona futhi baqinise ukuthi ilizwi lelo liyiqiniso ngemibhalo futhi-ke thina esilindele ekubuyeni kwakho nkosi bekholwa lezi ezinye izinto eziprofethiweyo ezizathatha indawo ukuma lokukholisa ukukubona uhamba khona ngaphakathi kwethu futhi usenza yonke into owayitshoyo ukuthi izagcwaliseka uqinisa ilizwi lakho ukuba liqondile uNkulunkulu olaphakade abantwana bakho abagulayo bahlezi lapha angazi ukuthi singakanani isikhathi esilazo sokusebenza ilanga lantambama selitshona kodwa wathembisa kumprofethi kuza kuba yikukhanya phose ngesikhathi santambama futhi siyabona ilanga elifanayo liphakama empumalanga yilo elitshona entshonalanga impucuko ihambe lelanga futhi manje sisekhunjini lwentshonalanga futhi ivangeli lihambe lempucuko manje baba siyakwazi lokhu yikuphela kwevangeli ukuphela kwesikhathi ukuphela kwesikhathi litsholobelela elaphakadeni kodwa wathembisa ukuthi indodana izaphuma indodana yomuntu izakwembulwa
Ensukwini zokucina lokhu kuzathatha indawo ukukhanya kwantambama kubuyile baba siyakubonga ngalokho futhi ngokuthobeka njengalokho okuyikho kukanti ukwenza kalula nje izikhathi eziningi okokuthi kuyeqa phezu kwabakhulu abacabangi abajulileyo ngokubizwa kwabo futhi akwambule ebantwaneni abangafunda ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzakwenza kube njalo lobu busuku ukuthi abantwana bakho abahawulayo abagulayo lapha bangabona isithembiso sikaNkulunkulu futhi omunye ngamunye wabo uzasiliswa futhi aphume lapha kusasa lemizimba emitsha eqinileyo futhi baphile njalo siphe khona Nkosi ukuze bathathe umbiko kusuka komunye kusiya komunye kuze kuthi lo okucina abe khona emhlambini futhi ke iminyango ebisivalwa sisize uNkulunkulu othandekayo ngiyakucela lobu busuku ebusweni bakho konke lokhu nxa uzakwenza kube kanye nje njalo baba ungenzela kwakhangeleka ngobunye ubusuku abantu abazange bakunanzelele kangako kodwa ngiyakhuleka uvumele kwenzakale njalo lobu busuku Nkosi ngoba ngidlulisile isikhathi sami engisimiselweyo ukukhuluma kodwa angazi ukuthi isikhathi eside okunganani esizamele senze lokhu ngakho ngiyakhuleka baba uza kungizwa na futhi zwana umkhuleko walawa amadoda labafazi aba lobu uNkulunkulu abahlezi lapha lobu busuku abagcwaliswe ngomoya wakho bangamakholwa Nkosi ungasebenza phakathi kwabo nje futhi si ngiyakhuleka ukuthi uzaqinisa ilizwi lakho owalitshoyo ukuthi lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo uyakuyenza laye makube njalo futhi Jesu ukuqinisa ukuthi uyafana izolo lamuhla lanini nini ngiyakucela okwenkazimulo kaNkulunkulu ebizweni lendodana yakhe uJesu Kristu Amen. Manje okwesikhatshana nje ngifuna ukuba kwazi bangaki abantu phakathi lapha abalamakhadi okukhulekelwa. Ngifuna ukuthi liphakamise izandla zenu. Munye lamunye wenu olekhadi lokukhulekelwa. Awu, ngabaningi. Ngiyathemba phose yonke indawo nje. Ingazi bangaki abantu phakathi lapha abangela amakhadi okukhulekelwa futhi kukanti uyagula. Ungaphakamisa izandla zakho futhi uthi angila khadi lokukhulekelwa futhi kanti ngiyagula. Ngilesidingo ngifuna ukulicela ukuba lihloniphe okwesikhatshana manje ngithanda ukukhuluma lani lolo luhlezi luluhlupho lwami ngikhuluma isikhathi eside sibili kodwa ngaphambi kokuba libuye ngizathemba lokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzaqinisa lokhu futhi lalokho engikukhulumileyo ukuba liqiniso futhi makuthi yena abone nje Manje bangaki abahlezi phandle lapho abagulayo abaziyo ukuthi kangazi lutho olulodwa ngawe phakamisa izandla zakho khangelani lokho nje kulungile ngifuna lina elingela amakhadi okukhulekelwa manje amakhadi okukhulekela azabizwa ngifuna likhuleke iBhayibheli lathi ukuthi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini uthi ungumpristi omkhulu ohlezi lapho esenza ukunxusela phezu kwesivumo sethu kumele sikuvume kuqala ngaphambi kokuba abe ngumpristi omkhulu ngoba umela kuphela ukuvuma kwethu kunjalo yini bazalwane abachumayelayo na bona yena umela kuphela isivumo sethu lokho esivuma ukuthi uyikho lokho asenzela khona ungayisikho lokho azakwenza usevele wakwenza kumele sivume ukuthi usekwenzile walinyazelwa impambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa manje ubaba osezulwini uyakwazi futhi ngikhangele ngakini ngikubona nginanzelela umngane wami omuhle ovela eOhio yena lomkakhe abahlezi lapha ngumnumzana Dawg lomkakhe futhi ngiyakholwa ohlezi engowesibili kumbe owesithathu kusuka kubo njalo ngulowo mhlonitshwa umnumzana Blair lo engimbone ubusuku obedluleyo umnyama phezu kombuthano kimi mayelana ngalawo amalayithi lapha angathi ayafiphala kancinyane kimi futhi angiliboni kahle sibili kodwa ngifuna ukuthi likhuleke futhi libeke enhlizweni yenu into elilesidingo ngayo futhi licele umpristi wethu omkhulu ongathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu Manje ngingalazi futhi ningathinta ndawo yonke kube ngathi uthinta umfo wakho umkakho umalusi wakho omunye umuntu akusoze kwenze kuhle kodwa nxa umthinta futhi nxa sisemzileni kanye lomoya wakhe ngeqiniso konake angasebenzisa ukholo lwakho ukumthinta futhi lesipho sami ukukhuluma ngaso bona ngingaba isimungulu njengalokhu lokhu kulapha kungela lizwi elikhuluma ngakho kufanele kube lokhu kuyisimungulu kungela enye into lapha ekhuluma ngakho futhi ke unjalo loba nguphi umuntu uyisimungulu lapho kusiza ezintweni lezi ngaphandle uNkulunkulu akhulume ngabo manje ninakhulekani futhi sibone nqa lezi zinto engizikhulumileyo ziliqiniso uNkulunkulu Siza ukuba kube njalo. Angicho ukuthi uzakwenza. Ngiyathemba ukuthi uzakwenza. Ngiyakholwa ukuthi uzakwenza. Akazake angidanise lamanje. Eminyakeni edluleyo, udabula lokujikeleza umhlaba, lenhlobo yonke yezizwe, lezigidi zabantu, akazake angidanise lamanje. Futhi ngileqiniso, ngeqiniso njengoba ngikholwa ukuthi ngimile lapha, akasoze angidanise manje. Ngizalicela ukuthi lihloniphe nje, futhi liqhubeke lihlezi nje okwesikhatshana esimbalwa. Siza kuphumisa umbuthano omkhulu, futhi sikhulekele abagulayo. Ngesikhatshana nje, kodwa ngilifuna lina amakholwa, ukuthi nga lingasoze likhangele kini, kodwa likholwe, lithi, ngiyakholwa ukuthi lokho, indoda ekukhulumileyo kungumbhalo. Angikwazi, njengoba isikhathi sesikhwelile esikhathini, njengoba esitsho ukuthi sinjalo. Kodwa nga kuyikho, khona-ke, kumele kwenzakale, nga amazwi akhe engamazwi kaNkulunkulu, khona-ke amazwi akhe aza kwehluleka, kodwa amazwi kaNkulunkulu awasoze. UNkulunkulu ubotshelwe ukusekela ilizwi lakhe, uyaliqinisa lona, lo okholwa kimi. Waqinisa ukuthi lolu lisuku lokugcina, waqinisa lokho okuza kwenzakala, waqinisa ukuthi lokhu kwakumele kwenzakale. Futhi khumbula, u-Abrahama leqembu lakhe abemukelanga lesisodwa isibonakaliso sivela kuNkulunkulu, kwaze kwafika indodana ethenjisiweyo. Bangaki abakwaziyo ukuthi lokho kuliqiniso na? Leso sibonakaliso sokudalula. Futhi inzalo yobukhosi ka-Abrahama, makuthi ngilizwe, mangilitshele, itsho kanje inkosi, yemukela isibonakaliso senu sokugcina.
That's according to the scriptures.
Lokho kumayelana ngemibhalo, lesambulo sikaNkulunkulu esisenhlizweni yami, esikhuluma ukuthi lokhu liqiniso, futhi ngiyathemba ukuthi lizakukholwa ukuba liqiniso. Manje likholwe, wonke umuntu ukholwa nje uthi, Nkosi Jesu, mangikuthinte, ilesidingo enhlizweni yami, futhi ngiyazi, umfowethu Branham akazi litho ngami, angiyazi ngitho indoda, akangazi, kodwa uyazi, futhi nga, engitshele iqiniso. Lokhu kuza kwenzakala. Ngiyalicela, lingahamba-hambi manje, okwesikhatshana nje. Woba sibili, bona, ungumoya, futhi ngithatha umoya wonke ophakathi lapha, ngaphansi kwamandla ami, ebizweni lika Jesu Kristu, ukuthi ilizwi lakhe lingagcwaliseka. Manje hloniphani nje, khuleka, khangela kuye, uthi, Nkosi, ngiyakukholwa, siza wena, ukungakholwa kwami. Asiqaliseni, ngimele ngikhangele kokunye okwengxenye yesakhiwo lapha, ngoba bona, iningi lenu lamunye wenu ungumoya. Angingeke, uthi mina-ke, ngingeke ngikutshele, uyazibusa, yonke imisebenzi kaNkulunkulu iyazibusa, kuza kuba labantu abaningi, abasilisiweyo, bequma kuli pulatifomu, lobu busuku, kuza kuba khona mhlawumbe, bengabi baningi. Konke kusentandweni kaNkulunkulu, ngubani ongamtshela okokwenza na? Akula, usebenza njengokwentando yakhe uqobo. Icebo lakhe uqobo. Kodwa kholwani nje, zithobeni, lingabi ngabangahlalisekiyo, finyelela nje kuNkulunkulu, futhi uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakukholwa, bona, angithinte isembatho sakho, ngilesidingo, sokuthile lokuthile, ngiyazi umfowethu, akangazi kumbe ukwazi isidingo sami. Kodwa usitshele ngalezi izinto, owazenzayo, futhi uthi ulapha, ungofanayo lamuhla. Lokho akulichi iphandle lina bazalwane lapha kupulatifomu. Loba ngubani wenu? Ngiyacela nje bazalwane bami, njengezisebenzi ezisebenzelanayo e-evangelini likaKristu, ngikhuluma kini nje ngokuqiniseka engingaba kwazi njengomuntu ofayo kanye lani. Bona, ngichiya lumhlaba. Kumele sisuke, futhi kumele ngiphe umlando ngosuku lokwahlulelwa ngalokho engikuchoyo. Ngiyakunanzelela lokho, ngiyakunanzelela sibili, futhi ngiyalithakazelela lina madoda. Lokho eliyikho, limile lapha kanye lami, lingisiza. Ngizama ukulisiza, ukwenza konke engingakwenelisa ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ngiyakhuleka futhi ngicela.
How many ever seen that light in the picture?
Lapha bangaki abake babona lokho kukhanya kulowo mfanekiso na? Labona umfanekiso wakho na? Nanko ulenge lapho. Alikuboni na?
Suppose that lady sitting there with her handkerchief.
Uphezu kwalelo khosikazi elihlezi lapho lehenki yalo, ukhulekela othandekayo wakhe.
That's right, lady.
Kunjalo khosikazi, lo othandekayo. Uyangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe, kumbe ungixolele, inceku yakhe. Uyakukholwa lokho? Kulungile. Manje nxa uNkulunkulu engambula kimi lokho okubi, ngani ungakwamukela ukuba kuvela kuNkulunkulu njengomfazi owathinta isembatho sakhe? Manje uyazi ukuthi ungamafidi angamachumi amabili, kumbe amathathu khatshana lami, kumbe edlulayo. Awungithintanga, kodwa uthinte into ethile, owaziyo ubambane lenye into, omunye umuntu. Lokho okuyikho, kungokomfazi, oyindodakazi yakho unjalo uyakholwa ukuthi uzakwenziwa aphile na uthunjwe ngokudakisayo kunjalo sibili ngiyambona ebhukutsha edakiwe bona manje ihenke olayo esandleni sakho uyibeke phezu kwakhe futhi ungathandabuzi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzamkhulula uza kukholwa kanye lami na amen
now I don't know the woman God knows her
manje kangimazi umfazi kodwa uNkulunkulu uyamazi uyakholwa manje ngenhliziyo yakho yonke na
the man sitting up there with the striped shirt on with her
indoda ehlezi phezulu lapho egqoke ihembe elemzilazila olesibhono esesimpuntshuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa futhi akwenze uphile na uyakukholwa ukuthi angakwenza
I've never seen the man in my life
angikaze ngiyibone indoda empilweni yami ulekhadi lokukhulekelwa na mnumzana gawula gawudingi ukuba ube lalo
if thou canst
nga ungakholwa lapha kuhlezi umfazi izama ukukhangela ngaphezu komfazi ohlezi khona lapha uyisihambi kimi kodwa uyethukathuka sibili angimazi angikaze ngimbone empilweni yami kodwa uNkulunkulu uyamazi futhi uyananzelela khona manje uthintane lenye into ukukhuleka lapho okwembangela ethile isizathu oyiso awungeke uhlale okwesikhathi eside ukwedlula lobu busuku kumele uthiye umhlangano uhlela uya ekhaya lakho kusasa awuveli lapha kumbe njalo awuveli eCalifornia uya eMpumalanga suka lapha uhamba ngendiza uhlela ukuhamba ngendiza uvela eOklahoma yebo kunjalo futhi usesimweni sokufa uze lapha uzokhulekelwa awulakhadi lokukhulekelwa
that you're going to be healed if you could only get here.
Kodwa ukholiwe ukuthi uzasiliswa nxa ungafika lapha kuphela. Unjalo. Njalo isimo sakho imvukuzane, imvukuzane isethanjeni. Uyakholwa na ukuthi uzasiliswa manje. Uyakholwa ukuthi uthintane laye dadewethu. Mhlawumbe uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani. Konake lokho kungakusiza na nxa kuyikho phakamisa isandla sakho. Nxa ukukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu kuza kusiza. Kulungile Nkosazana Steele, ungabuyela eOklahoma.
I don't know the lady. I have never seen her.
Ngangilazi ikhosikazi angikaze ngimbone
Here's a lady sitting right back here behind her
Nanti ikhosikazi elihlezi ngemuva lapha ngemva kwakhe ubulawa ikuvuvuka kwemithambo yasenyaweni
And she's also got a son that's an alcoholic
Futhi laye ulendodana eyisidakwa Futhi uyamkhulekela Nga engakholwa engasiliswa Nkosazana Mason Ungakholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ukholwe ukuthi uJesu Kristu uza kupha ukusila. Uyakholwa na?
All right. Then lay your hand on that lady.
Ukulungile. Khona ke. Leka isandla sakho phezu kwekhosikazi elihlezi eceleni kwakho lapho. Ukhulekela umkakhe ongasindiswanga. uNkulunkulu uza kupha ukusila. Asikhulekeni. uNkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uza kupha leso sibusiso kuye. Nika lo mfazi isifiso senhliziyo yakhe, Nkosi. Ukholo lwakhe luseduze lawe, lukuthintile. Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzasiza ebizweni likaJesu. Amen. Manje kholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uyakwamukela. Ungakwenza lokho na? Kulungile. uNkulunkulu akubusise.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Uyakholwa na ukuthi umkakho uzasindiswa nkosikazi? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Phakamisa isandla sakho. Uyakholwa?
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Ukhangeleka ukuba phambi kwami umfazi olesisindo sibili. Nango ehlezi. Uyangikholwa ukuba inceku kaNkulunkulu na? Uyangikholwa ukuba inceku kaNkulunkulu na? Uyakholwa? Kulungile. Angikwazi wena. Lokho okulihlupho lwakho ngamadlala. Udlulise isisindo. Uke waba kudokotela, uthe angeke enze lutho ngakho. Kodwa lo kwakungudokotela wasemhlabeni. Bona
yakho
ube losizi olunengi nje. Ulahlekelwe ngumkakho. Gawuveli lapha. Isibili uvela eArkansas udinga umsebenzi njalo futhi awutholi umsebenzi ubusesaba ukuthi enye into ubungasoze ubizwe kodwa ukholo lwakho manje soluthinte uNkulunkulu. Dadewethu, wena hamba ukholwe, uNkulunkulu ukuphe umsebenzi, ukuphe isifiso senhliziyo yakho. uNkulunkulu uyaqinisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso. Uyakukholwa lokho ukuba njalo na? Manje ngifuna nje ukuthi likhuleke kanye lami njalo. Baba uNkulunkulu, wena uNkulunkulu ofanayo, owaqinisayo, lapho usithi, inkazana kayifanga, kulele, khona ke wenza okokuqinisa. Manje wathembisa ukuthi ngaphambi nje kokubuya kwesikhathi sokugcina, ukuthi indodana yomuntu iza kuzembula ngendlela efanayo ayenzayo eSodoma. Wakuthembisa Nkosi. Manje usufike emhlabeni ngesimo sikamoya ongcwele futhi wangena phakathi kwethu lobu busuku thina abantu abakholwayo futhi wakuqinisa uqinise ilizwi lakho njengalokho owakwenzayo ngalolo suku Nkosi. Asisadingi ngitsho obunye ubufakazi uphakathi kwethu. Siyakuthanda futhi siyananzelela ukuthi lesi sibonakaliso sokugcina njengaphambi kokubuya kwakho mayelana ngombhalo futhi wonke amathunzi lemifanekiso akwehluleki. Kumele kube qotho. Ngakho siyakhuleka Baba, lapho abantwana bakho bebuya manje ukukhulekelwa ukuthi bonke bazasiliswa, ngakungabi lomuntu ogulayo osaseleyo phakathi kwethu ekugcineni kwalinkonzo yokusilisa. Oh uNkulunkulu othandekayo, ungavumela ugcobo lwakho lube phezu kwabantu bakho ngomusa khathesi nje ukuthi bonke ngamunye wabo ingasiliswa. Futhi nxa kungaba labanye lapha abangakabi ngabantwana bakho futhi laphezu kwesisekelo sezinto lezi ukuthi balizwile ilizwi futhi babona into isenzakala, kwaqinisa khona kanye ukuba libala lonke lokuthi wena ungubani lalokho oyikho ukuthi ulapha. Futhi Nkosi, ungabusisa amanga na ngani? Ngeqiniso hathi Nkosi, kodwa wathembisa ukubusisa ilizwi lakho futhi alisoze libuyele liyize, liza kufeza lokho elalimiselwe khona. Futhi manje usukwenzile lokho phambi kwethu lobu busuku kungela thunzi lokuthandabuza. Futhi amakhanda ethu ekhothanyisiwe, kungaba khona abantu lapha abangakaze bakholwe ngaphambili, abangathanda ukuphakamisa isandla sabo phezulu. Amakhanda enu ekhothanyisiwe, phakamisa nje isandla sakho futhi ume ngezinyawo zakho futhi uthi, manje ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke futhi ngifuna ukwamukela uJesu Kristu khona manje. Lingakwenza lokho loba yibaphi abantu abalapha abangeke emukeli uKristu futhi bengafuna ukukwenza kulesi isikhathi? Angisoze ngilitshele hamba ebandleni ozikhethela lona, kodwa ngiyacela ukuthi lemukele uJesu Kristu lapho awusoze mhlawumbe ube seduzane laye uze umbone ngobuntu bakhe lapho esiza ngomzimba wakhe obonakalayo evela emazulwini. Ungamamukela khathesi nxa ubuvele ungakakwenzi. Phezu kwesisekelo sokubona kungiyela lo yedwa lapha emile, ngiyakholwa khona-ke lonke liphapheme abantu abasengqondweni zenu futhi linanzelela lokho elikwenzayo. Nxa lihlezi lapha ngaphansi kwalokhu likhumbule, nxa ulamahloni ngami phambi kwabantu, ngizaba lenhloni ngawe phambi kukababa wami. Bekulomunye obekade emile mhlawumbe, yebo, phakathi kombuthano ngemuva. uNkulunkulu othandekayo, labo makuthi angiboni, labo abamileyo bafuna ukukwamukela bayananzelela Nkosi ukuthi lokhu akwenziwanga kwaze kwaba kulesi sikhathi. Futhi manje wena kuqinise lokufakaza ukuthi kunjalo. Ngiyakhuleka Baba ukuthi enhlizweni zabo lezo ezinyikinywe ngokumangalisayo lesi sikhathi sikwazi njani ukuthi ngumuntu wokugcina ukungena na lokhu kungaba yikuphela kuLos Angeles, lokhu kungaba ngumphefumulo wokugcina ongazalelwanga embusweni. Asikwazi ukuthi leso sikhathi siza kuba nini, kuthi lapho sisiza umnyango uzavalwa, umzimba uzakuba usuphelele, awusoze ube ngumzimba ongajwayelekanga kumbe umlobokazi ongajwayelekanga. Uza kuba lamalunga angako amabizo abo afakwa ebhukwini lokuphila lewundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba, labo uJesu abuya ukuzobathatha njengo-Adamu waphuma phandle ukusindisa umkakhe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uza kubemukela khathesi embusweni wakho, basezandleni zakho. Sebenza labo Nkosi, ngiyakhuleka ebizweni likaJesu, amen. uNkulunkulu abusise munye lamunye wenu osukumileyo, angazanga ukuthi abanye benu belimile, abanye basukume ngemuva, abanye phezulu kubhalikhoni. Manje ngifuna ukuthi lina lingenzele into eyodwa, ngiyacela lingizwisise. Hlanganani labanye abachumayeli lapha futhi likhulume njalo labo emva ibandla seliphumile. Lingakwenza lokho na? ningakuyekeli kusehluleka. Nxa ungakaze ubhabhathizwe ngobhabhathizo lwesiKristu, yenza lokho ngokulandelayo. Futhi-ke uhlale izandla zakho ziphezulu uze wamukele umoya ongcwele. Manje futhi abantu abaningi balamakhadi okukhulekelwa lapha, siza kubacela ukuthi basukume futhi babuye phezulu lapha. Futhi ngiyathemba bahambe ngalapha, kumbe kuzamele ngibuye angisoze ngenelise ukukwenza. Kusukela kulolu hlangothi ngalapha, ingaphuma ngalindlela ngakolunye uhlangothi abantu abalamakhadi okukhulekelwa. Futhi manje nxa kulabanye benu okufanele bahambe, sekungiphuzile, ngiyaxolisa. Ngizazama ukwenza okungcono kancinyane kusasa ebusuku. Sekuyimizuzu elitshumi emva kwehola letshumi ngenkombalanga esemdulwini. Ngiyabonga kakhulu ngokubuya kwenu kulobu busuku. Futhi makuthi uNkulunkulu wezulu alibusise. Nxa ungathanda ukuhlala futhi ukhanyele umzila wokukhulekelwa, uhlezi wamukelekile. Kodwa siza kuqala ukukhulekela abagulayo manje, njalo kangifuni ukulibamba ngaphandle lifuna ukuhlala seliphumile ebizweni lenkosi uJesu. Makuthi ukuthula kukaNkulunkulu kuhambelani futhi alibusise, futhi alinike ukuphumula emizimbeni yenu busuku bonke, futhi alinike impilo enhle ukuze liphenduke njalo kusasa ebusuku. UNkulunkulu abe lani manje. Futhi makuthi labo abalamakhadi okukhulekelwa basukume ukuze bakhulekelwe manje. Jikelele, siyakhulekela abantu manje, sifuna ukuthi libe kwazi manje lina elimiyo lekhadi lokukhulekelwa. Kungaba khona ukuthandabuza empilweni yenu na? Kungaba khona okunye? Lingixolele loba yisiphi isono empilweni yakho ongazange usivume. Nxa sikhona, mangikucele lokhu, ungabuyi emzileni wokukhulekelwa kule sono esingavunywanga enhliziyweni yakho, ngoba kumele lesi yisinkwa sabantwana. Bona futhi nxa ungasuye umKristu, nikela impilo yakho kuKristu emzileni wokukhulekelwa, khona-ke ubususiza. Kungokwekholwa lingakwenza na? Mamukeleni kuqala njengomsindisi wenu, futhi-ke libuye kupulatifomu ukukhulekelwa. Manje ngiza kukhulekela umuntu wonke ngamunye, kungasikubedlulisa nje njengokohloko lwansuku zonke. Sisebandleni khathesi, ngicabanga udadewethu White usinikezile isizathu ukuthi singahlala futhi sikhuleke. Singahlala ngokuthanda kwethu. Futhi ngibonga udade White labasebenzi lapha ngokusivumela ukwenza lokho. UNkulunkulu ambusise indoda yakhe eliqhawe yema kulipulatifomu. Wakhulekela abagulayo waze wafa ngokwazi kwami, isotsha eliqotho lesiphambano. Futhi manje ngizama ukuqhubeka ngisenza into efanayo, busisa abantu laba. Futhi manje ngiyakhuleka ukuthi omunye lamunye wenu esedlula lapha, akudingakali ukuthi uvume loba yini ofuna ukukuvuma. Awudingi ukukhuluma ulutho olubi ngawe. Woza nje futhi ungivumele, ngikukhulekele futhi ukholwe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungithumele ukwenza lokhu na? Phakamisa isandla sakho, khumbula lokho ingilosi yenkosi eyakutshoyo. Nxa ungenza abantu bakukholwe, wobaqotho lapho ukhuleka, akulalutho olungama phambi komkhuleko. Futhi liyazi ukuthi kuliqiniso, waqiniswa njalo njalo. Manje ngizacela ukuthi udadewethu Rose nxa engathanda ukutshaya leyo kholwa kuphela, kumbe umelaphi omkhulu ulapha manje, kumbe okunye, ngifuna munye ngamunye wenu manje ebudlelwaneni kanye lami. Ungakwenza lawe lina bantu elingekho emzileni wokukhulekelwa, lingabe likhulekela laba abantu na? Awu, vathembiseni lokho ngokuphakamisa isandla sakho. Ngizabe ngikhuleka. Bona, sonke sizakube sikhuleka. Kulungile, yebo. Ngingathanda ukuthi nxa lingafuna, nxa kumele lihambe, hambani lithule sibili khathesi ukuze bengaphazamisi lapho sikhuleka. Uyakholwa ukuthi kuzaphela manje dadewethu na? UNkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadade, ngigolomba ukuhlupheka komzimba wakhe ebizweni likaJesu Kristu. Makumchiye. Amen. Akubusise dadewethu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Zonke izono zakho zivunyiwe na? Wena ngokwazi kwakho usulungele ukwamukela ukusila kwakho. UNkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadade wami ebizweni lendodana yakho uJesu Kristu, futhi ngicela ukuthi ukuhlupheka komzimba wakhe kuzakube sekuhambile ebizweni likaJesu. Amen. Zonke izono zivunyiwe futhi usulungele ukusiliswa kwakho na? Uyakholwa mfowethu. UNkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu komfowethu njengoba sisazi ukuthi ukhona lapha Nkosi. Ngiyakhuleka ukuthi uzamsilisa ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Zonke izono zivunyiwe na? Hatshi, awuzwa. Uyakholwa ukuthi uzakuzwa na? Uyakholwa. Umfazi uyisacuthe manje, siza kukhuleka lapha. UNkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa udadewethu futhi ususe lobo ubusacuthe kuye. Uhlezi emhlabeni ovalekileyo lapho angeke azwe khona. Ngiyakhuleka ukuthi uzamupha ukusila kwakhe ngebizo lika Jesu. Ngizacela abantu ukuhlalisa amakhanda enu ekhotheni okomzuzu. Ngifuna ukubona lokho okwenzakeleyo kuye. Manje ngiyacela ebizweni lika Jesu Kristu, makungabi loyedwa ophakamisa ikhanda labo kumbe amehlo. Manje akumelanga ukwenze lokho ngize ngilitshele ukuthi likwenze. Uyangizwa khathesi na? Uyangizwa na? Uyezwa na? Uyezwa manje? Bona, uyezwa lowo msindo na? Manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Ungakholwa na? Futhi uyakholwa, futhi uNkulunkulu uza kuphilisa ngokugcweleyo. Wathi, ngikhulekele nje, futhi ngabeka izandla zami phezu kwendlebe zakhe. Futhi wathi, ubekwanisa ukuzwa enye into. Kulungile, qhubeka nje khathesi ukholwa, ukuthi uzakuzwa okupheleleyo, futhi uzakuzwa. Zonke izono zivunyiwe dadewethu, usulungele ukusiliswa kwakho. Nkulunkulu othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kukadadewethu ngisazi ukuthi phakathi kwethu akula okuhle phakathi kwethu. Kodwa siyakwazi ukuthi singamaKristu sizelwe ngomoya kaNkulunkulu. Futhi sibeka izandla phezu kukadadewethu futhi sicela ukusiliswa kwakhe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje uyakholwa ukuthi uzakusiliswa na? Kulungile. Manje ususilisiwe. Iyo indlela yokwenza ngayo, kunjalo, kuqondile. Zonke izono zivunyiwe. Futhi usulungele ukusiliswa kwakho na? Uyakholwa ukubekwa kwezandla ukuthi uNkulunkulu owaziyo inhliziyo zabantu uza kuphilisa na? Baba wethu osezulwini, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa udadewethu lapho sibeka izandla zethu phezu kwakhe. Futhi sicele ebizweni likaJesu Kristu ukuthi uza kumenza aphile. Amen. Unjani na? Yebo sibili. Uyakwazi ukuthi ngiyazi lokho okubi ngawe. Kodwa angikukhulumi nje ngoba uyakwazi kuza qhubeka nje kusiya lokuya. Kodwa nxa unga zonke izono zingabe zivunyiwe na? Futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuphilisa. Uyakholwa ukuthi umkhuhlane wamathambo sengihle ngakukhuluma. Nkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uza kumsiza futhi umphilise. Siphe khona ebizweni lika Jesu. Awusoze ugogeke, hamba ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuphilisa na? Zonke izono zivunyiwe, futhi usulungele kusiliswa kwakho na? Uyakholwa ukuthi umhlane wakho uza kuba kahle na? Baba osezulwini othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uza kumsilisa, futhi umenze aphile, ebizweni likaJesu Kristu, makube njalo. Amen. uNkulunkulu akubusise, dadewethu, hamba ukholwa manje. Zonke izono zivunyiwe, dadewethu, usulungele kusiliswa kwakho na?
Her sins, she said, is confessed. I lay my hands upon this woman.
Nkulunkulu othandekayo, izono zakhe uthi zivunyiwe. Ngibeka izandla zami phezu kwalumfazi ebizweni lika Jesu Kristu. Ngicela ukusila kwakhe. Amen. Izono zakhe zivunyiwe. Kumele ube uqondile. Uyagula kakhulu. Uyakwazi lokho. Uyakwazi ukuthi ngiyakwazi lokho okubi ngawe. Futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuphilisa, asilise inhliziyo yakho, futhi akwenze uphile ngokugcweleyo na? uNkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi ebizweni likaJesu Kristu, ukuthi uza kumsilisa, futhi umenze aphile. Makuthi lokhu, kumchiye, Baba, ngebizo likaJesu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Manje ungathandabuzi, hamba ukholwa. Izono zonke zivunyiwe, usulungele ukusiliswa na? Baba osezulwini othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kukadadewethu ebizweni likaJesu Kristu, makasiliswe. Amen. Ungathandabuzi, hamba ukholwa. Zonke izono zivunyiwe, usulungele ukusiliswa na? Baba osezulwini othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa umfowethu, zamenza aphile. Siphe khona, Baba, ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe okwalinjongo ebizweni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Usukholwa manje, dadewethu? Zonke izono zivunyiwe, futhi usulungele kusiliswa na? uNkulunkulu othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kukadade ebizweni likaJesu Kristu, makasiliswe okwenkazimulo yakho. Amen. Manje izikhathi eziningi nje njengalokho ukuthinta nje, njengoJesu wathi, lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo. Sengiqale ukunanzelela emihlanganweni ukuthi kusebenza amaphesenti angamashumi amahlanu ngcono kulalokho okukwenzayo lapho ubiza abantu emzileni kube lokudalula, ngoba ufika kuphela kwabalutshwana nje futhi ngalindlela kulabanengi abasiliswayo. Usuvumile izono zakho zonke zokungakholwa lakho konke na? Uyakholwa manje ukuthi uzakusiliswa? Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzakusilisa udadewethu lapho ngithatha izandla zakhe futhi ngicela ebizweni likaJesu Kristu ukukusiliswa kwakhe. Amen. Unkulunkulu akubusise dadewethu. Uyakholwa manje na? Zonke izono zivunyiwe na? Unkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadadewethu ebizweni likaJesu Kristu okokusiliswa kwakhe. Amen. Unkulunkulu akubusise dadewethu. Ukhangeleka njengento encinyane sibili, kodwa ngunkulunkulu owakuthembisayo. Izono zivunyiwe na? Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzakusilisa ludadewethu lapho ngibeka izandla phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu. Makahambe futhi aphile. Amen. Izono zivunyiwe na? Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa udadewethu lapho ngibeka izandla phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje lapho usiza kanye lokuhleliweyo, makutshaye amandla ahambisayo, uzasebenza. Izono zivunyiwe na? Usulungele. Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzamsilisa futhi umenze aphile ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Unkulunkulu akubusise dadewethu. Zonke izono zivunyiwe.
Woman looks me in the eye, I believe.
Unkulunkulu othandekayo, lapho lomfazi engikhangela emehlweni, ngiyakukholwa lokho. Ngiyakhuleka ukuthi uzamsilisa ebizweni likaJesu. Wena nje ukumletha, ngabe usenza njalo dadewethu? Uyamletha nje na? Kulungile. Uyakholwa dadewethu ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa na? Unkulunkulu akubusise. Baba osezulwini, uhlezi kulesi hawu kwabayiziphofu lakwabalesidingo. Manje sesibonile lokho okwenzileyo lobu busuku. Ngakho siyakholwa Nkosi, lesi isibonakaliso esikhulu sokugcina sihamba phakathi kwethu khathesi. Ngicela ukubona kwalumfazi oyisiphofu ukuthi kubuye kuye ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje sibikele khathesi, kubikeni. Oh yebo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa? Baba osezulwini othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadadewethu futhi ngicela ukuthi umsilise ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Masizwe ukuthi uhamba kanjani. Uyakukholwa dadewethu? Oh Baba osezulwini othandekayo, ngiyakhulekela udadewethu. Ngithemba ukuthi uzamsilisa khathesi. Ngibeka izandla zami phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu. Manje kholwa, lokho yikho. Hamba nje ukholwa. Uyakholwa mfowethu na? Zonke izono zivunyiwe. Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa umfowethu futhi umenze aphile ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Uyakholwa na dadewethu? Oh Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi ebizweni likaJesu Kristu, ngokuthobeka, ngokuhlabusa lobumnene behola leli, makuthi umoya ongcwele enzele umfazi aphile. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzathumela indodana yakho kuwe dadewethu othandekayo. UNkulunkulu akubusise. Baba othandekayo, ngiyakhulekela udadewethu lapha ekuhlabuseni kukamoya ongcwele. Makabuye khathesi futhi asilise udadewethu ebizweni likaJesu. Amen. Akubusise dadewethu. Unkulunkulu othandekayo, ngikhulekela umfowethu lapho esima lapha futhi ngibeka izandla phezu kwakhe futhi ngicela ukusiliswa kwakhe ebizweni likaJesu. Akubusise mfowethu. Kulungile. Mfana omncinyane, Unkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla phezu kwalowo omncinyane. Ngiyambusisa ebizweni likaJesu Kristu ngokusiliswa kwakhe. Uyakholwa manje dadewethu, ufuna ukukhulekelwa lawe. Unkulunkulu othandekayo, ngiyamkhulekela lapho ngibeka izandla phezu kwakhe. Manje lowo ngumsebenzi wakho, yikho lokho owathi kwenziwe. Lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Uba bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila. Wakutsho Nkosi. Amen. Manje wakutsho lokho, akazange na? Kumele kube ngaleyo ndlela dadewethu. Unkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi usilise udadewethu futhi umenze aphile ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Unkulunkulu akubusise dadewethu. Ubuye ukholwa dadewethu. Baba usezulwini othandekayo, ngicela izibusiso zakho phezu kukadadewethu. Ngilalela nje lokho owakutshoyo ukuthi sikwenze. Wathi lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo wathi bazasila. Mangime lapha nje okwesikhatshana ukukhuluma lokhu, ukuvumela abantu baphumule nje okwesikhatshana, okwesikhatshana nje. Umchothozi wake wathi kimi, lokho akunjalo, kodwa uyabona, wathi, lezi izibonakaliso zizalandela. Lezwa umbiko wami ngesivivinyo, ukubeka uJesu ekuvivinyweni. Bona, watshela uNowa, wakuzakuna, akuzange kune okweminyaka elikhulu lamatshumi amabili, kodwa lana kungenani. Watshela u-Abrahama, wayeza kuba lendodana ngoSara, kwakuyiminyaka engamatshumi amabili lanhlanu ngamuva. Kazange atsho ukuthi nini, wathi, babeza kuba lendodana iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu ngamuva. Kwenzakala, bona, kazange atsho ukuthi nini, wathi umkhuleko wokholo uzaphilisa abagulayo, uNkulunkulu uza kubavusa, nxa bebeka izandla phezu kwabagulayo, bazasila. Yikho lokho akutshoyo na, akazange athi baza kweqa phezulu bakwenze khona lapho, wathi baza kusila. Bona, leso isithembiso sakhe, yikho lokho esikukholwayo. Woza dade, uyakukholwa lokho ukuba liqiniso, khona-ke akula enye indlela yokukwenqabela ekusilisweni. Ngiyabeka izandla zami phezu kukadade ebizweni likaJesu Kristu ukuze asiliswe. Ameni. Uyakholwa dade wethu, zonke izono zivunyiwe futhi ulungele. Nkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kukadade ngokulalela umlayo wakho futhi ngicela ukusiliswa kwakhe ebizweni likaJesu. Amen. Ngifuna lina elikhulekelwayo, ngifuna lingenzele isisa, ngifuna ukuthi libike ingakapheli linihlangano lokho okwenzakalayo, futhi makuthi nje umbuthano abanye abantu babone lokho okuthatha indawo sibili. Mhlawumbe kusasa usuku olulandelayo loba nini, khangela nje lokho okuthatha indawo. Incwadi zami sezingitshengise ukuthi kwahlukile kakhulu kuloko bavumela nje bazame bavivinye ukholo lwabo uqobo, ngoba uJesu wathi babeka izandla phezu kwabo, babeka izandla phezu kwabo baza kusila. Manje thatha lokho akutshoyo, bazange athi baza kweqa phezulu futhi bagijime phezulu laphansi esibuyeni. Bengakwenza lokho, kodwa wathi bazasila. Yikho lokho akutshoyo na, yikho lokho akutshoyo, yikho engikukholwayo. Futhi kulapha manje lo owathi ilizwi lilapha ukulenza libe njalo. Uyakholwa mnumzana? Baba osezulwini othandekayo, phezu kwesivumo sokholo lwakhe lokukholwa, ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu ngokusila kwakhe. Nkulunkulu othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kwalumfazi ebizweni likaJesu Kristu ngokusila kwakhe. Kulungile. Baba othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kwalumfazi ebizweni likaJesu Kristu ngokusila kwakhe. Wathi uzasila. Usulungele ukusiliswa dadewethu. Nkulunkulu othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu ukuthi uzamsilisa. Kulungile dade othandekayo, yonke into ilungele ukusiliswa. Ukholo lwakho solwamukelwe khathesi, uyakholwa ukuthi uzakusila. Futhi Nkulunkulu, ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe, ngilalela umlayo wakho kuwo wonke umhlaba, sonke isidalwa ngibeka izandla phezu kwakhe ebizweni likaJesu ngokusila kwakhe. Nkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu komfowethu ebizweni likaJesu Kristu ngokusila kwakhe. Nkulunkulu othandekayo, ngiyabeka izandla zami phezu kukadadewethu ebizweni likaJesu Kristu ngokusila kwakhe. Ngisehla phansi ephasejini, bengingafuni ukulidinisa. Uzakuba kahle nxa ungakukholwa lokho khathesi. Nkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa udadewethu ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Ukungisiza ngikhulekele laba bantu. Manje silamahenki lapha lokunjalo phakathi lapha ukukhulekelwa, futhi ngifuna ukuthi liqhubeke likhuleka lami manje lawa amaphasela amancinyane. Manje ngiyazi lokhu kuzwakala kumangalisa kakhulu ebantwini, ukukhuleka phezu kwento encinyane njengalokhu, kodwa nxa ungabuya ehofisini yami kanye futhi nje ukhangele, nxa sasigcine ubufakazi phakathi kwaleyi iminyaka, ngiyathemba wawungeke uyibuthanise phezu kwalipulatifomu labo abasiliswayo nje ngokuthumela amalembu omkhuleko njengalokhu izigidi zabo jikelele lajikelele umhlaba. Manje liyazi ukuthi kuyini, kuyini. Omunye athole leyo henki lapho esenzela lo omncinyane. Uzakuba yazi ihenki yakho Ungayazi mfowethu na kulungile. Futhi ngibone abancinyane abantwana abagogekileyo besiliswa. Futhi uyabona lokho okuyikho kuyindawo yokubamba. Njengalokho u-Ora Roberts ayevame ukukutsho, kuyindawo nje yokubamba. Siyakhuleka manje asenze lokhu ngokwethu. Senza lokhu ngoba iBhayibheli liyasilayeza ukuthi sikwenze lokhu. Sonke siyakwazi ukuthi kuliqiniso. Manje kulabantu abaningi abagcoba amahengi lokunjalo. Manje sicabanga ukuthi kulungile sibili, kodwa nqa nje si iBhayibheli kalizange litsho ukuthi bona bagcoba amahengi, kodwa bathatha emzimbeni kaPawuli amahengi. Manje bona lokho ebengikhuluma ngakho, manje lokho abakubonayo, lawo mandla aphilisayo ayekuPawuli, ukuthi babesazi ukuthi wayeyinceku kaNkulunkulu, babekwazi ukuthi uNkulunkulu wayekuye, babekwazi ukuthi yonke into ayeyithinta yayibusiswa. Bangaki abakuzwisisayo lokho? Wothini ameni? Ngiyazi ngicabanga uPawuli wayesembhalweni sibili kulokho akwenzayo. Kalicabangi njalo na? Ngifuna ngilitshele lapho engicabanga ukuthi wathola khona umqondo wokwenza lokho, u-Elisha. Kuyikho, bona, u-Elijah wathi, thatha lolu dondolo, futhi uhambe, ulubeke phezu kwengane. Futhi umprofeti wathumela udondolo, ngoba wayesazi ukuthi yonke into ayibambayo, yayibusisiwe. Wayesazi isikhundla sakhe, yena nga wayengenza umfazi ukuthi akholwe into efanayo. Manje bona, manje iBhayibheli kalichongo lokuthi baza kukhulekela abagulayo, lathi baza kubeka izandla phezu kwabagulayo. Manje cabanga nje, abantu babona kumpostoli uPetro ubukhona bukaNkulunkulu bubonakaliswe kulindoda, okokuthi babeka abantu esithunzini sakhe futhi basiliswa. Bangaki abakwaziyo ukuthi lokho kungumbhalo? Lokho nje kungumbhalo, njengoJohane 3:16, bona konke kuyilizwi likaNkulunkulu. Manje abantu, liyazi isithunzi saloo ndoda asizange sisilise abantu. Kodwa khangela, nga amandla kaNkulunkulu ayephezu kwalowo mprofethi okweminyaka leminyaka emva esefile, okokuthi indoda eyayifile yaphoselwa phezu komzimba wakhe, amathambo akhe. Umzimba wawungekho ngitsho lalapho, amathambo ayelapho, futhi ubukhona bukaNkulunkulu babuphezu kwalawo mathambo, waze kwathi lowo muntu ofileyo wavuka waphila. Manje alikwazi ukuthi lowo Nkulunkulu ofanayo owenza zonke lezo zinto ulapha kulobu busuku kimi? Ngicabanga ukuthi kumele sibe ngabantu abathabayo kakhulu emhlabeni wonke. Cabanga nje ngalokhu, ngithemba ukuthi angicindezeli umbuthano wami ukukholwa ukuthi yinto engiyenzayo ngokwami liyazi ngcono kulalokho. Ngingumfowenu, bona, futhi ngingumfowenu nje. Kodwa ngiyazi lokhu ukuthi uNkulunkulu ulapha, futhi ngiyazi ukuthi unikile enye into kithi ukuthi asingeke sikuchasise kuphela ngelizwi likaNkulunkulu elithoyo ukuthi kufanele kube lapha kulesi sikhathi. Ngakho njalo kuyasinika isibonakaliso ukuthi siphila ensukwini zokucina. Kuyasinika ukubonakalisa ukwazi ukuthi laba bantu, laba abakhethiweyo, ababiziweyo, abamiselwe ngaphambili. Manje lelo libala elikhulu ukumisela ngaphambili, kodwa sonke siyakwazi ukuthi liqiniso. Siyakwazi impela ukuthi uNkulunkulu ongela mkhawulo wamisela phambili izinto zonke ngokwazi ngaphambili, umhlaba ungakasekelwa, lewundlu labulawa, futhi ibizo lonke elaliza kuba sebhukwini labekwa ebhukwini, ibhuku lingakalotshwa. Manje bangaki abakwaziyo ukuthi lokho liqiniso na? Futhi uJesu wabuya ukuzohlenga labo ababese ebhukwini, eBhayibhelini. Iwundlu labuya livela ngemuva kwekhetheni, futhi lathatha ibhuku, futhi lavula impawu elalinamekwe ngazo, ngoba wabuya ukuzothatha bonke ayebahlengiwe. Ungummeli manje, ummeli esenza ukumela kulabo abahlengileyo, bonke amabizo abo abhalwa ebhukwini lokuphila lewundlu, bahlengiwe. Njengalapho ngisenza isitsho esiwomileyo ngobunye ubusuku, ngilindele wonke lawo amahenki lapha, kangizami ukuchumayela njalo, kodwa ngithe bekulesitsho esincinyane, ngithemba lokho akuzwakali kuhlambaza, bona. Kodwa njengomlimi owabeka isikhukhukazi
futhi engelamaqanda eneleyo ngakho wathola iqanda lengqungqulu futhi walibeka ngaphansi kwesikhukukazi futhi wacacada ingqungqulu futhi wayengumfo ongazwisisekiyo phakathi kwazo zonke inkukhu ngoba babengaboni izinto ngokufanayo kodwa yikho kuphela lokho akubonayo kwakuyisikhukhukazi wezwa kuphela ilizwi elilodwa alizange lizwakale njengelizwi lakhe njalo wayengayenelisi ukwenza ilizwi njengesikhukhukazi kumbe inkukhu kazange athakazelele ukudla kwabo lapho besidla egumeni lesibaya kwakulenye into eyayahlukile ngaye kukanti kazange abekwazi ukuthi umahluko wawuyini futhi-ke ngolunye usuku kwakulomama ngqungqulu wayekwazi ukuthi wayebekele amaqanda amaningi kangako futhi kwakulelinye lalawo maqanda elaliza kuba indodana yakhe lalingabonakali ngakho wasehamba ukuyamzingela futhi wamthola egumeni lesibaya futhi waklabalala futhi lapho eklabalala ingqungqulu encinyane yabalazi ilizwi likamama njengojesu watsho izimvu zami ziyalazi ilizwi lami ngicabanga izolo ebusuku lapho ngibona lelo qula lamabhaptisti ipresbyterian njalo lani okunye babengabe bazalelwa ngaphansi kwesikhukhukazi ungixolele mfowethu bona kodwa umama wayesazi ukuthi wayelezithandwa zakhe phandle kwenye indawo ngakho lawo madoda emilapho bengaphikisani ngokudla abakutholileyo kumama sikhukhukazi lokunjalo kodwa manje bazingqungqulu yabona bayaphaphela ukudla kwabo bona futhi ngicabanga ibandla liyinto enjengendawo engiyibonayo kungasikude ngisehla ngivela eTucson kumbe ngivela ePhoenix ngisiya eTucson abona umbono ongazwisisekiyo futhi kwangathi kwephule inhliziyo yami kubona lokho okwakwenzakele kanjani uhelwane olwaluvame ukuphapha emoyeni umfowabo wengqungqulu okungumfanekiso webandla futhi uJehova uyingqungqulu wabiza abaprofethi bakhe ingqungqulu wazibiza ukuthi Jehova ngqungqulu kodwa lolu helwane lukade lwalahla uhlobo lwalo ngoba alusaphaphi njalo emoyeni futhi luzingele inyama yalo njengalokho okufanele lukwenze kodwa luhlala encingweni zefoni futhi lwenza njengegola uzingela imivundla efileyo leyo izimota eziyibuleleyo futhi yena lamanqe baphuma phandle lapho futhi badle ndawonye uyeqayeqa njengenqe kulokuthi ahambe njengalokho afanele ahambe ngakho ulahlekelwe luhlobo lwakhe futhi ngikhuluma lokhu ngothando lonke lobunkulunkulu nangenhlonipho ibandla kukade lalahla uhlobo lwalo njengodade ungqungqulu uhlala ngalapho kulokugebha elizwini lokufumana loba lezi zinto ziqondile uyalindela iqhuku lamabhuku esikolo sesonto enziwa ngequku lezihlakaniphi kwenye indawo omunye umvundla ofileyo lowo obulewe kwenye indawo uyeqayeqa njengenqe unkulunkulu asisize ukuphaphela khatshana lalokho lezi zithembiso ziliqiniso hathi lokho omunye umuntu akhuluma ngakho kodwa lokho unkulunkulu akukhulumileyo ngabo ziliqiniso ngiyathokoza ukuhlanganyela lengqungqulu asikhulekeleni abagulayo bethu ndawonye baba osezulwini othandekayo uyafundiswa ebhayibhilini ukuthi bathatha emzimbeni kaphawuli amahenti lamafasikoti futhi amadimoni aphuma ebantwini imimoya engcolileyo yaphuma kubo manje baba mina ngimile lapha phezu kwalamahenki kumela wonke umuntu okhona kungumzimba kakristu thina ndawonye siyatsho ngomusa lothando ukuthi silapha ukumela umlobokazi wakhe futhi sikholwa sihlanganyele laye embusweni wakhe futhi siyazi asisuye uPhawuli ongcwele kodwa siyazi ukuthi kulokhu ungujesu futhi siyakhuleka ukuthi uzahlonipha ukholo lwalaba bantu nxa babephile emuva ensukwini zikaPhawuli babengabe bezwa leli vangeli elifanayo babona lezi zinto ezifanayo ngakho-ke baluhlobo olufanayo lwabantu ungunkulunkulu ofanayo ngakho ngiyakhuleka unkulunkulu othandekayo ukuthi uzahlonipha ukholo lwabo njengalokho owakwenzayo labo ngensuku zebhayibhili futhi makuthi wonke amandla amadimoni umkhuhlane wonke ukuhlupheka konke okubophe abantu ukuthi lawo amahenki lamaphaseli lapha akumelayo makuthi lawo mandla omubi emikhuhlane ubachiye kwathiwa ngesinye isikhathi ukuthi u-Israyeli wayehamba emzileni womlando esiya elizweni lesithembiso, futhi khona emzileni womlando isitha sabuya futhi sababandezela ekhoneni, futhi ulwandle olubomvu lwabaquma emzileni womlando lasekumatsheni kwabo, futhi uNkulunkulu wakhangela phansi esemazulwini ngensika yomlilo, futhi ulwandle lwesaba lwagiqela ngemuva amagagasi alo, ngoba amagagasi kaNkulunkulu ayengaphansi kolwandle, futhi yenzela indlela abantwana bakhe behamba emzileni wokulalela. Manje Nkulunkulu, nxa ulwandle olubomvu lungesaba futhi lugiqele emuva amagagasi alo, giqela ngemuva amanzi alo, futhi luphe indawo kubantwana abasehambweni bemacha ngokulalela. Nkulunkulu othandekayo, lokhu busuku khangela phansi ngegazi lendodana yakho uJesu owenza isithembiso, futhi lapho lawa mahenki ebekwa phezu kwemizimba egulayo yabantu, makuthi amehlo kaNkulunkulu akhangele, futhi makuthi lo mkhuhlane lo develi esabe futhi asuke, futhi makuthi abantu bagcine uhambo lokuya elizweni lesithembiso kanye ngempilo enhle namandla njengo-Israyeli emacha enkangala. Kwakungela lamuntu munye obuthakathaka phakathi kwabo wolunye uhlangothi. Makuphiwe kulaba bantu, Baba, ngoba siyathumela amahenki lawa ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu alibusise munye lamunye lapho lithatha amahenki enu khathesi, likholwe ngenhliziyo yenu yonke. Liyakukholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa lokhu na? Bona, ngifuna ukutsho lokhu, lingathandabuzi lakancinyane. Bona, kungakhangeleka kumangalisa sibili. Lingiqolele okomzuzu nje, lingathandabuzi lakancinyane, kodwa kholwani manje ukuthi lokho esikucelileyo uNkulunkulu uyapha. Liyakholwa ukuthi nguNkulunkulu olapha, uyazi impilo zenhliziyo yenu, liyazi futhi liyakholwa ukuthi lowo nguNkulunkulu. Manje yenza ihlaliseke nje ingqondo yakho manje, akungeke kube ngolunye ulutho. Bona, manje aluba kungaba nekusasa enkulu ngemuva eminyakeni edluleyo, leyo kuza kuba yimbali, futhi lapho abantu eminyakeni ezayo nxa kwakuza kuba njalo, babeza kuza futhi bathi, awu, nxa ngabe ngaphila leso sikhathi, ngabe ngabona lokho kusenzakala, mfana, lokho yikho kuphela engangizabe ngibe ngabakwazi, ngangizabe ngikukholiwe. Khona lapho, bona, into efanayo oyikholwayo nxa wawungabe usemuva le lapho ekwenzakala zalezo sikhathi, kumbula kulokhu kusasenguye kuyimpilo yakhe kini. UNkulunkulu alibusise.